Asiveni simile okwesikhatshana nje manje lapho sikhuleka, asikhothamiseni amakhanda ethu. Baba wethu osezulwini olungileyo, lapho sisondela kuwe manje kulelo bizo elineleyo ngakho konke elenkosi uJesu, sifuna ukukupha udumo ngalokho wena owasenzela khona, lokho amehlo ethu akubonileyo lendlebe zethu ezikuzwileyo kulolu suku lokugcina kwezenzakalo zokugcina zembali yalumhlaba. Lapho isikhathi sesitsholobela ebulaphakadeni futhi sibona ukukhanya kukhazimula, siyakwazi ukuthi akusikude manje kuze kube yikubuya kwenkosi uJesu. Siza kucela wena Baba osezulwini ukusikhumbula lobu busuku, futhi nxa kungaba lobubi kithi kususe Nkosi lobu busuku, ukuthi sibe ngabakhangeleka kuhle kuwe nxa wena ungabuya lobu busuku. Sikhulekela abagulayo futhi labalesidingo. Sikhulekela ibandla lakho bonke lapha laphetsheya emhlabeni jikelele, abantwana bakho yonke indawo besizwe sonke, ukuthi sigeze izembatho zethu egazini lewundlu futhi silalele ukubizwa lokho, khangelani umyeni uyeza, phumani liyemhlangabeza. Masenelise ngaleso sikhathi Nkosi ngomusa kaNkulunkulu futhi langokwenelisa kukaJesu lo esithembela kuye ukulungisa izibane zethu futhi siye phambili khona-ke ukuhlangana lomyeni. Thatha ilizwi lenkosi lobu busuku futhi usoke inhliziyo zethu, susa konke ukungakholwa, siphe inkonzo enkulu ebizweni likaJesu siyakucela, amen. Lingahlala phansi. Ngiqiniso kuhle ukuphenduka lapha lindlu engcwele yenkosi lobu busuku enkonzweni. Sibe lesikhathi esilenkazimulo enkulu intambama edluleyo khona phezulu mfowethu Gruma, futhi ngiyakhumbula umnyaka odluleyo saba lesikhathi esilenkazimulo. Sibe lesikhathi esikhulu ndawo zonke, inkosi isibusise ngokwedlulisileyo ngokuningi ukwedlula lokho ingake ngakucabanga ukuthi uzakwenza. Kodwa ugcwele nje ngesihawu lesisa, kuhle nje ukuba mazi yena, akunjalo na? Lokucabanga ukuba mazi kuyimpilo, ukuba mazi kuyimpilo. Manje kusasa ebusuku siza kuba siphansi eCentral Avenue Assembly, ngiyakholwa kubizwa njalo, umfowethu Fuller, omunye umzalwane omuhle, futhi ngicabanga ukuthi kulibandla elikhulu phansi lapho, futhi siyathemba mhlawumbe ukuthi singaba lo mzila wokukhulekela nxa kukuhle ngomfowethu Fula. Ngakho futhi-ke ukusa okulandelayo kumele sibe se, ngiyakholwa, okubizwa i-Apostolic Church lapha ePhoenix. Futhi angikhumbuli nje lowo malusi wayengubani, lowo mfowethu ayenguye, ngangikhona yini lapho umnyaka odluleyo. Futhi-ke ngesonto ebusuku ebandleni likamfowethu Outlaw oligugu phezulu lapha iJesus Name Church, futhi ngile nkangelelo enkulu lemuli yami ukungena phakathi lapho futhi sizwe okunye kwalokho ukuhlabelela okuhle. UBilly Paul ufanele ukuba kwazi konke kwakho ngenhliziyo, sakhalisa leyo ngoma ngiya phezulu phezulu kwaze kwathi qiniso into isijujukile ethephini. Uyaqala ehofisini futhi sonke isikhathi sosuku lapho ngisiya khona kungelandaba ukhalisa lokho phezulu phezulu phezulu. Kungenye into siyikhalise kakhulu futhi irekhodi seliphose lajujuka. Liyazi ngingathi ngibe nomuzwa lobu busuku ukuthi ngitshe ilizwi kancinyane, ngacabanga minabo nxa ngingabona omunye umuntu ongangikhulumela. Futhi ngenzakala ukukhangela ngalapha futhi ngabona uJack Moore khona kanye nje angikaze. Oh, ngiyakholwa lokho kungaba kuhle nje mfowethu Jack. Manje lalelani kulokho, futhi ngiyakholwa ukuthi ngibona umfowethu Roy Borders ehlezi lapha laye. Yebo mnumzana, umfowethu Noel Jones ohlezi khona lapha. Oh, minabo sonke sikhona nje yonke indawo. Ngicabanga kuza kuba yisikhathi esihle mhlawumbe nxa ngingaphumula kancinyane, liyazi. futhi ngibe labanye balawa madoda amahle okusukuma lapha futhi bangikhulumele lapho ngithe ilizwi liyazi umfowethu Jack wathi inkosi kayikho kuleso sambulo. Awu, bengidiniwe lapho ngisiza futhi bengidiniwe kancinyane isikhathi sonke futhi ngibona abantu bemile lapho lokuthi kumele bame njani futhi ngingathi ngiyathokoza ngime kanye labo. Manje inkosi ilibusise futhi sikhangelele phambili manje kule eminye imihlangano ezayo futhi ke iviki elilandelayo kuphansi ePentecostal Assemblies futhi kusiya kukhwela futhi bese siqedisa ngobusuku obulandelayo bangolesithathu ku-11th loGarfield. Angiwakhumbuli nje wonke engqondweni. Ngiyakholwa iFirst Assembly of God edolobheni. Futhi-futhi-ke, umhlangano omkhulu uqala eRamada. Futhi manje, kukhona idili elebusinessman phansi edolobheni elikhulu le-Arizona, Tucson. Futhi yebo sibili, siyakwazi sonke ukuthi iPhoenix lalezi ndawo nje emaphethelweni alelo dolobho, futhi kunjalo yiyo indawo enkulu, yilo idolobho lami lasekhaya, liyazi usibani lo sibani phezulu oqaqweni. Futhi ke lokhu nje uhlobo lwangaphandle kwalo ngani kuhle ukuba lani lonke njengabomakhelwane. Ngakho ngiyakholwa kwakungumfowethu Rasmussen ngobunye ubusuku wakhuluma enye into enjengaleyo emhlanganweni futhi minabo waphosa kwadabula umhlangano. Ngiyakholwa sasise Houston futhi kwakunguRamsa kwakunguye lo wathi ubusuku ingilosi yenkosi isehla phansi bathatha umfanekiso futhi wathi lonke linabantu lapha elivela eDallas wathi siyakwazi ukuthi lawo ngasemaphandleni aseHouston futhi minabo iTexas yayingeke ikuthathe njengani linabantu beArizona elalingakwenza. Ngakho kwaba lokuthula okukhulu emhlanganweni. Oh, yena muhle kakhulu. Futhi manje ngicabanga sizavula embhalweni lapha njalo sinike nje ubufakazi obuncinyane okwesikhatshana. Akungeke kukuguqule lokho na? Ngikuchaye kanzima ngalapho sengize ngilamahloni ukulikhangela futhi mhlawumbe ngilinike ukuphumula okuncinyane futhi nginike ubufakazi bokulunga kwenkosi yethu. Ngazitholeni indawo uJohane Ongcwele isahluko 16 sikaJohane Ongcwele futhi ngithole 16:12. Ngizathanda ukubala kuvela kuleyo ndawo evangelini likaJohane Ongcwele. Ngithanda ukubala ilizwi ngoba ilizwi yilo elisenza sibekwazi ukuthi kuliqiniso. Siqala ngendima 12 futhi lalelisisani manje ngoba ngifuna ukunika ubufakazi. Futhi ke sizazama ukungena nje kusasele kancinyane bengiligcina isikhathi eside kakhulu futhi kusasa ebusuku ngani sizahlala ingxenye yehola engeziweyo. Lokho kuzakwenza kuphose kube elokuqala nta akusoze na. Ngakho lokhu kuqala ngendima 12. Ngisasele izinto eziningi engingalitshela zona kodwa lingezithwale khathesi. Kodwa lapho yena umoya weqiniso esefikile uzalikhokhelela eqinisweni lonke ngoba kayi kuzikhulumela okwakhe. Kodwa loba yini ayizwayo uzayikhuluma futhi alibikele izinto ezizayo. Yena uza manje angidumise ngoba uzemukela okungokwami futhi alibikele khona. Wonke ubaba alakho kungokwami yikho-ke ngisithi uzathatha okungokwami alibikele khona. Liyazi, izolo ntambama ikakhulu saba lomzekeliso walokho. Manje thina singabantu be-Full Gospel sikholwa kukho konke ukusebenza kukamoya ongcwele futhi manje yiyo indlela kuphela esingaba ngayo ivangeli eligcweleyo ikukholwa ivangeli eligcweleyo wonke inkosi ekubhalileyo. Futhi ngiyakholwa ukuthi thina siyikho ngokwethu ngasisilutho sinjenge Njengoba ngatsho kumfowethu Carl izolo, ngikhangele esihlahleni, ngathi, akusiso leso sihlahla esihle sepalumu na, kodwa emva kwakho konke, akulalutho kukho, kodwa inqumbi yomlotha wentabamlilo. Yikho kuphela okuyikho, futhi ngathi, kwahluke kanjani manje, kusukela kuleso sihlahla somgamthilini. Awu, siyini isihlahla somgamthilini na, umlotha wentabamlilo, lempilo, kuwo nje, futhi ngathi, emva kwakho konke, ngiyini? Futhi uyini na? Umlotha wentabamlilo, yikho kanye, kusukela emhlabeni, uthuli lomhlaba kanye lempilo phakathi kwawo. Kodwa impilo inye ngayinye ihlanyelwe ngumnini ongumuphi wempilo, futhi uyakwazi nje ukuthi njani lalokho okokwenza, futhi yonke into leyo ayibekileyo lapha emhlabeni ingenkazimulo yakhe. Inkanyezi zingezenkazimulo yakhe, imimoya ingenkazimulo yakhe, amaluba angawenkazimulo yakhe, futhi thina sikuqheliswa kwenkazimulo yakhe. Kodwa kukhangeleka njengokuthi yonke into iyamlalela kuphela umuntu. Umuntu kukhangeleka nje kulesikhathi esinjalo ngenxa yokuthi yinto kuphela eyawayo. Into yonke yahlala esimweni sayo sasekuqaleni, kodwa umuntu wawa. Ngakho-ke, uNkulunkulu ulempilayo ukumenza enze lokho okulungileyo futhi lokulalela. Futhi olunye lwenhlupho ezinkulu zikaNkulunkulu phansi eminyakeni lapho imbali yebandla iqhubeka ikufumana umuntu angamngenisa ngokupheleleyo ngaphansi kokubusa kwakhe. Ufuna kuphela umuntu oyedwa, uhlezi esebenzisa umuntu oyedwa ngasikhathi sinye. Sakufunda lokho ubusuku obulutshwana obedluleyo. Umuntu oyedwa, hathi iqembu, ufuna nje oyedwa, yikho kuphela akufunayo, ngoba abantu ababili baba lemiqondo emibili ehlukeneyo. Yena nje, khona-ke, wenza umuntu oyedwa, azimele ngalowo muntu munye, akakaze akwenze ngezinye indlela ngaphandle kwalokho. Bona, manje ulo muntu oyedwa lamuhla, futhi lowo muntu nguye lo esibale ngaye ngamuva. Umoya ongcwele, ungumuntu uNkulunkulu amthumeleyo, umoya kaJesu Kristu emhlabeni, umoya kaNkulunkulu, ukubonakalisa lokumemezela uKristu ebandleni lakhe. Bona, ukuqhuba nje impilo kaKristu ebandleni, manje kuyinto emangalisayo. Futhi kanjalo, ilula kangako, manje singama, futhi sicabange, siyacindezela, siyathuthumela, siyesaba, singena ekungahlalisekini lokuthandabuza, sicabanga nje, awu, ngingacindezela, ngingene phakathi. Akusikho lokho, ikuzinikela nje, bona, unanzelela ukuthi awusilutho, futhi nje, uvumele akuthathe ngokupheleleyo. Athathe ukucabanga kwakho, akuthathe. Manje angitsho ukuza kuKristu, ule ngqondo engelalutho. Angitsho lokho, uza kuye engqondweni yakho eqondileyo, futhi ingqondo elokuphenduka, lokuzithoba. Futhi ke uthi, Nkosi Jesu, ngilapha. Manje kulotshiwe lapha elizwini lakho, ukuthi wena, wawulezinto eziningi zokukhuluma kubafundi. Wathi, babengela kuzithwala okwamanje, futhi mhlawumbe yiyo indaba ngathi lamuhla, singeke sikuzwisise. UNkulunkulu engavusa nje into encinyane eyahlukileyo, futhi ndawonye siyakulandula, kulokuhlola umbhalo, ukubona ukuba kuqondile kumbe hathi, siyaphangisa, sikuphosele nje khatshana. Akulalutho kukho, kufanele sihlole lezi zinto, sifumane loba ziqondile kumbe hathi. Futhi khumbula, nxa zingalunganga, zizagcina zisifa, ngoba uJesu wathi, sonke isilimo ubaba wami wasezulwini angasihlanyelanga, sizasitshunywa. Kodwa ngicabanga ukuthi kwakunguGamaliyeli owenza leso sitsho esikhulu leso sikhathi. Nxa kungokukaNkulunkulu, asifuni ukutholakala silwisana lakho. Futhi nxa kungesikho kukaNkulunkulu, kuyakuba yize kungenani. Ngakho, kutatishe, futhi ucabange ngakho. Futhi manje, watsho phakathi lapha, kodwa lapho yena umoya ongcwele esebuyile. Manje, omunye umuntu wathi, isikhathi esedluleyo, kube yiso, ekhuluma, wathi, umoya ongcwele, uyingqondo yakho icabangayo, uyacabanga, lokho kubeka umoya ongcwele, abe ngumcabango. Kodwa iBhayibheli lathi lapho yena futhi yena isabizwa nasomuntu bona lapho yena umuntu umoya ongcwele uNkulunkulu esiza uza kwembula izinto lezi kini engilitshele zona.
Then you see there's no other way of knowing what
Konage,
is true.
Uyabona akula ngenye indlela yokwazi ukuthi iqiniso liyini kuphela nge awungeke ukuthole ngesiko ngesehlakalo seseminari ukuthola kuphela ngomoya ongcwele nguye othunyelwe ukukwambula.
Now then he also said and
manje konake wathi futhi uzakulitshengisa izinto ezizayo. Manje amaHebheru isahluko 1 sathi uNkulunkulu ngezikhathi zemandulo langendlela ezitshiyeneyo wakhuluma kubobaba ngabaprofethi kodwa kulolu suku lokugcina ngendodana yakhe uKristu Jesu bona
it's the Holy Spirit taking over possession or taking possession
ngumoya ongcwele uthumba wombe uthumba ibandla ukusebenzisa uKristu ebandleni.
Then you become as
Konage uba njengalokho ayeyikho uba njengalokho owawuyikho ukuze ube njengalokho ayeyikho bona
he become you that you might become him
waba nguwe ukuze wena ube nguye lokho kungaphezu kokuzwisisa akulandlela yokuchasisa futhi ungakuzami kwamukele nje wakukhuluma futhi lokho kuyayixazulula indaba othi nje uyikho ukholwe. Manje njengomKristu omutsha ngihlezi ngisenza lesi sitho ngathokoza uNkulunkulu wangibamba ibandla lingakangibambi kunzima ukutsho lokho engangiza kuba ngiyikho kodwa ngaba lokubonga ngokukhokhelelwa futhi lokuxhumana okuqondileyo lokho umoya ongcwele afaka impilo yami umqhwele ngakho ngingakayinikeli ngoba njengomfana omncinyane ngakwazi ukuthi kwakulento wayekhulumile futhi ngakhuluma kuye wangiphendula futhi ngaqala ukunanzelela ukuthi izinto angitshela zona njengomfana omncinyane ukuthi zaqala ukwenzakala khona kanye ngendlela athi siza kwenzakala ngayo ngakho ngazi ukuthi kwakufanele kube liqiniso. Manje ngiyindoda endala manje futhi anyikazela sikhathi sinye futhi ngingabiza umhlaba ukuma uthule futhi ngibabuze beka umunwe wakho entweni eyodwa ake wangitshela yona ngo-itho kanje inkosi ebizweni lenkosi kodwa lokho okwakuliqiniso impela leqiniso futhi kwenzakala phakathi kwezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zezinto kuyini okwenza ngikukhulumelani lokho na bona ngibeke thina sonke njengothuli lwentabamlilo kodwa isithembiso selizwi likaNkulunkulu.
Therefore I cannot have confidence in myself.
Ngakho-ke angeke ngizithembe awungeke uzithembe kodwa sonke singaba lethemba kulokho okusithumbileyo umoya ongcwele usithumbile kumele sibe lethemba kulokho futhi lapho sibeka ithemba lethu kulokho khona-ke impumela iyabuya kuzakuba kungelasizathu kimi ukuzama ukuqhwaya phezulu okulitshela ezinye zezinto lezo umoya ongcwele azenzileyo ngempilo yami uqobo ephukileyo insuku zami ngikhuluma lokhu ngebhayibhili lakhe livulekile ilizwi lakhe futhi yikho lokho ayikho uyilizwi bona limbewu lapha ibuya emlotheni wentabamlilo ngendlela yomuntu kamoya uNkulunkulu ungena engumoya futhi asebenze emlotheni ngakho akusimuntu uNkulunkulu futhi nxa ngingahlala phansi futhi ngithathe isikhathi ukubhala izinto engimbone ezenza ungenza incwaba zamabhuku futhi ukucabanga ngakho lapha iminyaka engamashumi amahlanu lantathu ubudala futhi ngingathi phambi kukaNkulunkulu ibandla lakhe leBhayibhili ekukhoneni baleli qembu ukuthi angikaze lasikhathi sinye ngikubone kusehluleka kutshaya khona nta isikhathi sonke ngaphandle kwalokho ngolunye usuku lapho ngisiza entshonalanga ngiyikhalise ithephu abaningi benu. Ngiyathemba liyazwisisa. Angikwazi ukuthi kuyini ngilindele. Ngilapha manje, angazi kungani ngilindele nje. Kungaba isikhathi sami sokuya ekhaya. Kukhangeleka ngaleyo ndlela sibili. Ngakunjalo uzavuka omunye umuntu emva kwami ozathatha umbiko aqhubeke. Uzakuba ngumuntu ongazwisisekiyo, kodwa uzavuka ngemva kwalokhu futhi athathe umbiko aqhubeke. Futhi lilalele kuwo ingqeke kungumbhalo. Hlala lawo. Nga kungeyisiwo weza esinye isibanga manje, ngoba ngiyakholwa ukuthi siphila ensukwini zokucina. Futhi ngilokubonga ukuthi ngiphile kulolu suku. Angingeke ngintshintshanise usuku lolu lolunye usuku. Lolu lusuku oluyinkazimulo kakhulu olwake lwaba khona emhlabeni. Akula olunye usuku olwake lwathatha lolu suku. Oh, kuyini lokho uMose, u-Elijah, uPawuli, uSayilasi, lawo maqhawe amakhulu okholo ensukwini ezedluleyo, abangavuka futhi bathathe ibhuku lembali futhi bakhangele khona kanye lokho abaprofetha ngakho kugcwaliseka, futhi babone lapho esesikhona manje. Ngani? Babengabangenisa entolongweni ngehola impela. Babezakuba njengabantu abahlanyayo phezulu laphansi ezitaladeni, khona ngamandla wonke ababengawakwanisa bekhalimela ivangeli. Isikhathi sesifikile. Khona-ke siyabona lobu busuku ukuthi siyasilela kakhulu inkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa ngingathanda ukulandisa isehlakalo ukwenza ibandla lingazathi kanje, ngabe uBilly Paul enikile amakhadi okukhulekelwa kuleli bandla lobu busuku na? Isanda kuvela nje eTucson imizuzu emilutshwana edluleyo. Unikile amakhadi? Manje lokho kuza kuba indlela enzima yokuzama ukubaletha ngayo. Siza kuzama. Manje kangiyikuthatha isikhathi eside kakhulu. Nginika ubufakazi phezu kwalumbhalo ukuthi uKristu ugcina wonke amazwi akhe. Kumele akwenze. Kumele akwenze. Bona, akudingi ngikwenze. Ngingofayo, ongaphansi kwamaphutha. Yena akafi, akehluleki. Kumele agcine awakhe. Bona, kodwa akudingi ngigcine awami, awudingi ugcine awakho. Kodwa yena uyakwenza. Oh, lokho akubeki enye into kuwe. Ukwazi ukuthi ubotshelwe impela kulelo lizwi. Futhi lokho livili ukuthi sidlule njani eBhayibhilini lalabo baprofethi labokhokho. Futhi ngasikhathi sinye sitshengise ukuthi lapho ibandla lisuka kulokho uNkulunkulu wathumela omunye umuntu khona phansi, futhi wabanyikinya babuyela kulelo lizwe njalo eqondisa ibandla. Kuhlezi kunjalo. Leyo indlela kaNkulunkulu. Wakhetha abantu ukwenza njalo. Manje nxa wayekhethe inkanyezi ukutshumayela ivangeli, ngabe kwenziwa isikhathi eside esedluleyo zazingeke ziphume phandle kwentando yakhe. Nxa wayekhethe ilanga ukulitshumayela, kumbe imimoya ukulitshumayela, yayingeke iphume phandle kwentando yakhe. Bona, kodwa sisesisekelweni sokuzikhethela ngesihle. Singenza ngendlela esifuna ngayo, futhi yiso isizathu sibe ngabahlabi inhliziyo kuye. Kuhlezi kuyile indlela, futhi sifuna ukungenisa indlela zethu, futhi sisuke endleleni zakhe. Bona, futhi ngakhuluma ngaphambili, umuntu uhlezi edumisa uNkulunkulu ngalokho akwenzileyo, futhi uhlezi ekhuluma lokho azakwenza. Futhi-ke ngesikhathi sinye enganaki lokho akwenzayo. Bona, umuntu uza kuthi, oh, uNkulunkulu wavula ulwandle olubomvu. Yebo, dumo kuNkulunkulu, kunjalo. Yebo, uJesu uyeza njalo. Haleluya, kunjalo. Kodwa khuluma ngaye lamuhla. Ah, lokho kwakungokolunye usuku. Bona, bona, isikhathi sonke lokho akwenzayo, lokho azakwenza, futhi anganaki lokho akwenzayo. Yizo izimo ezifanayo lezo uJesu Kristu azitholayo lapho esiza emhlabeni khona kanye. UNkulunkulu wayethembisile lokho ayekwenzile, futhi nangu elapha emile phambi kwabo, futhi abazange babe mazi. Wayesemhlabeni, futhi umhlaba wenziwa nguye, njalo umhlaba kawumazanga, unjalo. Kodwa abaningi abamamukelayo, labo wabanika amandla okuba ngamadodana kaNkulunkulu. Yiyo ingxenye eyinkazimulo. Kwakuyisikhathi esedluleyo, umbono omncinyane engingathanda ukukhuluma kini ngawo. futhi kangazi mhlawumbe angizange ngikhulume ngakho kodwa nje emuntwini oyedwa kwenye indawo kodwa ngalahlekelwa ngomunye wabantu abakhulu kulumhlaba yimi umama wami futhi ngiyamthanda umama wami ukuthi ngangimbona njani esuka etafuleni lapho sasingabayanga singelalutho lokudla futhi yena upapa ayeletha isinkwa lapho ayethanyela khona isitolo kumbe enye into futhi bathele ikofi phezu kwaso futhi-ke bafake ithukela phezu kwalokho futhi umama wayesenza engathi kalambanga ukuze thina abantwana sibe le nto yokudla angisoze ngikukhohlwe lokho bona futhi izikhathi eziningi ayengiphakamisa khona futhi lezinto ayengenzela zona kodwa uyazi uNkulunkulu ugcwele isihawu uyazwisisa zonke lezo zinto lapho sekumele azithathe futhi ngiyamthanda ngalokho kuhlezi kunjalo ukuthi ngaphambi kokuba loba ngubani wabantu bami besifa ngiyakubona kungakenzakali embonweni ngabona umfowethu lapho ngileminyaka engaba lithumi lesificaminwembili kuphela elithumi lesificamunwemunye ubudala ngambona engakasuki ngangingasomkristu kodwa ngabona umbono usiza phambi kwami ngabona umfowethu ehamba ngabona ubaba wami lapho ehamba uHoward abaneni benu liyamkhumbula uHoward liyangikhumbula iminyaka emibili kungakenzakali ngathi Howard ngabona indawo yakho idwetshiwe uyalandela ngathi lungiselela mfowethu ngoba uyalandela futhi wakwenza khona kanye nje futhi-ke lapha esinye isikhathi esedluleyo manje ngithemba lokhu akuzwakali sengathi akulanhlonipho kodwa kutshengisa nje ukukhathalela kukaNkulunkulu uNkulunkulu uhlezi ekhathalela ngezinto ezincinyane okufanayo lezinto ezinkulu ngifuna ukukhuluma lokhu kube lusizo kulaba abanye abachumayeli abahle lokhu kungaba futhi ngiyaziphosela phakathi kwakho manje thina singaba sonke sithande ukuba nguBilly Graham kodwa sa futhi sonke singathanda ukuba ngu-Oral Roberts kodwa thina asisuye uBilly Graham kumbe u-Oral Roberts sizinceku zikaNkulunkulu enkundleni asibeke kuyo bona kungelandaba ukuthi kuncinyane okunganani kumbe kukhulu okunganani kuyafana nje emehlweni kaNkulunkulu kuhlezi kufana ukwenza kahle endaweni lapho okhona isikhathi sonke kuyinto enkulu ukulandela inkosi kungangcono ngizuze kumbe ngihambe ngibe lebandla elinabantu abangamathumi amahlanu kulo entandweni kaNkulunkulu kulokuhamba ngiye kuba lezinkulungwane ezinhlanu ngaphandle kwentando kaNkulunkulu sibili uNkulunkulu angenza okuningi lo muntu entandweni yakhe ngehola linye ukwedlula angakwenza lo muntu ngaphandle kwentando yakhe ngeminyaka engamathumi amahlanu bona yena uyakhubeka futhi edayizela njengokudubula ebumnyameni kodwa lapho umuntu esentandweni kaNkulunkulu sibili futhi esazi ubizo lwakhe kufanele ahlale khonapho futhi manje imibono ukuthi inkosi uNkulunkulu isebenza kanjani ngayo lapho yena umoya ongcwele esebuyile uza kwambula lezi izinto engikhulume kini ngazo manje akudingakali ukuzama ukukudingisisa loba ngayiphi indlela ungumlobi ufanele ngeqiniso ukuba kwazi lokho akubhalayo bona ibhayibhili lathi walibhala la madoda asendulo aqhutshwa ngumoya ongcwele babhala ilizwi futhi nxa umoya ongcwele engumlobi welizwi ngeqiniso uyakwazi ukulichasisa ngcono kulalokho esikwenzayo yeka enze ukulichasisa futhi liyazi ukuthi njani indlela alichasisa ngayo manje ungazeqilezi izinto nxa usiza enkonzweni yokusiliswa khangela ungakweqi lokhu ulichasisa njani yena na ngalokhu ngokuliqinisa bona elenza libe njalo yikho lokho uJesu akutshoyo hlolani imibhalo ngiyo licabanga ukuthi lilempilo elaphakade futhi yona yiyo etshoyo ukuthi ngingubani yiyo ekhuluma ngami futhi ngubani ongangitshala na ngubani ongangibeka icala ngesono na isono yikungakholwa nxa ngingenzi imisebenzi eyalotshwayo ngami khona-ke lingangikholwa kodwa nxa ngisenza imisebenzi futhi lingeke lingikholwe khona-ke kholwani imisebenzi ngoba ilizwi lakhuluma ngakho bona lokho nje into evamileyo umqondo wansuku zonke manje uNkulunkulu izipho lokubizwa akula kuphenduka siyakwazi ibhayibhili litsho njalo bayakwenza Sekube phose iminyaka emibili manje ngani ngokunye ukusa ngani hamba phakathi endlini futhi ngase ngihlale phansi esitulweni manje lokhu kukhanyeleka kumangalisa ukuthi uNkulunkulu ufaka inyamazana njengomunye umzalwane oligugu kulowo mbono wezulwini walokho kuthwalelwa phezulu okuncinyane engaba lakho ngiyakholwa ngalitshela ngakho kanye kumbe omunye umhlangano wangibhalela incwadi ngolunye usuku futhi wathi i-businessman's voice yakuthwala wathi kwaku umbono wakho wawuqondile mfowethu Branham ukuguqulwa kwakho kodwa lalelani wakuqondile waze wathi ibhiza lakho owake waligada leza labeka ikhanda lalo ehlombe lakho wathi akula mabhiza ezulwini mfowethu Branham izulu lenzelwa abantu hatshi amabhiza awu ngacabanga awu ngokuvamileyo ungabona loba ngubani onjalo kumele uchasise yonke into bazama ukucupha enye into bona awungeke uchasise uNkulunkulu kungenani kumele nje umkholwe kodwa ukuba kumduduze ngathi mfowethu angizange ngithi ngangisezulwini embonweni ngacela uJesu uthi vathi wayelokhu engaphezu kwalapha ngangisendaweni enjengeparadisi kodwa ukuze kukusize ibhayibhili lathi ebhukwini likasambulo ukuthi uJesu wabuya evela emazulwini asemazulwini egade phezu kwebhiza elimhlophe futhi wonke amabutho asemazulwini amlandela phezu kwamabhiza amhlophe ngakho kumele kube khona amanye phezulu lapho emazulwini asemazulwini uNkulunkulu ukhathalela into yonke ukhathalela izinto ezincinyane ozenzayo kumbe izinto ezinkulu ozenzayo ukhathalela ukuba unakekela njani umhlambi wakho omncinyane kumbe wena mfo unakekela njani umhlambi wakho omkhulu uyakhathalela kwesinye isikhathi esedluleyo odumileyo umfo wethu omuhle sasiphansi sigola inhlanzi endaweni ngangingena ngivela emihlanganweni futhi ngiphumula sasigola inhlanzi ngemnenke futhi sabamba inhlanzi ezininganyana futhi lobo busuku sasigijimisa iminxeba yethu elamahuka amaningi yokugolisa futhi saphelelwa ngokukuthisa ngakho emini yantambama ngaphuma ukuyabamba inhlanzi ama-blue bill amancinyane lokhu okuyizinto okuncinyane ngeke ezinkulu zakhona ungazidla kodwa leyi yinhlanzi encinyane yokuthisa futhi ngaphosela umnxeba phakathi umnxeba wokugolisa ngangizibamba ngizifaka ebhakedeni futhi enye into yangithinta ngihlezi kulesi isikebhe lomfana wayengumJehova Witness futhi umfo wakhe wayesanda kusindiswa futhi wagcwaliswa ngumoya ongcwele futhi ke abafana ababili babelathi futhi lapho ngibamba lezi inhlanzi sonke enye into yangithinta futhi ngathi uyazi kuza kuba lokuvuka kwenye impilo njengenyamazana encinyane awu inyamazana encinyane manje abaningi benu liyakhumbula ngokuhamba ngaphambili kwelizwi elathi kuza kuba lomfana omncinyane ozaphenduka ekufeni wayetshaywe yimota umfowethu Jack Moore ulami lobu busuku owayekhonale eFinland lapho lokho kusenzakala bona abaningi benu lapha liyakhumbula ngikukhuluma lapha bona ngalitshela ukuba likubhale emabhukwini enu nanzelela futhi umfowethu Hood wachililika umfowethu Banks Hood lo umfana wakhe owasiliswayo ngepoliyo futhi wachililika wathi kumfo wakhe wena khanyela nje enye into ilungiselela ukwenzakala ngaqhubeka ibamba inhlanzi uyabona ngakho sahlomisa iminxeba yethu ngenhlanzi lobo busuku kasibambanga lutho ukuza okulandelayo ngathi kwakulamanye amalutshwane amablugili laphaya wathi tshono kanje awutshongo ukuthi kuza kuba lokuthile ukuvuka kwempilo na ngathi yebo ngiyalitshela lapho ngisuka ngekhaya kwakule inkazana yami encinyane singathi si lina bantu lingaba labo nxa libafuna manje bona kodwa ngiyesaba umangoye futhi ke angithandi nje leyo mizwa yokukholwa okungekho oyitholayo kiyo futhi ke asilayo endlini futhi ngiyakholwa umangoye angananzelela ukuthi ngiyamesaba ngakho ubaba wami wayesesaba umangoye ngakho khona-ke amankazana ami amancinyane ayekwazi ukungalethi omangoye ngalapho futhi omncinyane inkazana yami encinyane ihamba isehla endleleni lenye inkazana encinyane futhi yaphenduka ekhangeleka edanile ebusweni futhi wathi baba Ngathi ufunani sithandwa? Wathi into embi kakhulu yenziwe. Ngathi kuyini? Wathi aluba ukusazi kuphela nje. Ngathi awu ngitshele. Wathi omunye umuntu ulahlele phandle umangoye omdala ohawulayo phansi emgaqweni lapha, futhi wathi into isilungele ukufa ihamba kanzima, futhi wathi baba ngabe ule ndaba yini nxa singawondla futhi siwunakekele na? Ngathi ngeqiniso hatshi, nxa ufuna ukuwondla nanzelela nje ungawuyekeli ukudlebha. Ngathi wothi ngiwubone umangoye. Ngakho lapho beletha umangoye lapho ngathatha ibhokisi, futhi ngoba ukusa okulandelayo saba lexuku lonke labantwana bakamangoye. Futhi-ke ngakho umfana wami omncinyane lapho sengihamba uJoseph omncinyane wayebakhangele. Oh, wacabanga ukuthi babebahle liyazi, bekhwela ngalapho liyazi. Futhi-ke uthatha oyedwa esandleni sakhe wakufithizela kakhulunyana, futhi wabuyisela phezu kwekonkili. Into encinyane yaqala ukumonyuluka imonyuluka. Ngacabanga, oh minabo, ngacabanga awu manje lowo kungaba yilowo mtakamangoye omdadlana. Lapho ngibuyela endlini ngiyakhumbula indaba yophosamo, ngacabanga awu kungaba yilowo mtakamangoye. Ngakho-ke sasihlezi emuva ensongweni encinyane sigola inhlanzi, futhi sasibamba lawa amahle ama-blue gill ngalezo sikhathi sibuyisela amancinyane. Umfowethu Lyle, umfowabo kamfowethu Banks, wayegola ngesigodo sokuhweba ihuka enkulu sibili, futhi le nqumbi yamawemusi kiyo. Wayekela leyo blue gill endalana iginya leyo huka isehla phansi esiswini sayo esincinyane, futhi lapho eyidonsa wathi manje ngifisa ungakhangela lapho phose nje okude okungaka. Futhi nje wayengenelisi ukukupha ihuka, ngiyathemba kungela enye indlela. Waquma nje intambo futhi wayefuna ukugcina ihuka yakhe. Ngakho wadonsa iziphefumulo, isisu lakho konke phandle kwakhe njengalokho, futhi wamphosela khona emanzini. Futhi yachikiza kathathu kumbe kane, futhi yalala nje lapho. Wathi akusela okwakho okuseleyo mfo omncinyane. Ngathi Lyle, lapho eqala ukudlela thatha iwuka encinyane kulaleyo. Lapho eqala ukudlela thatha lesi sigodo sokugolisa esilele lapha, futhi nje lapho eqala ukudlela umbambe, bona engakayingenisi kikho futhi ayiginye, bamba emlonyeni wakhe. Ngathi yiwo umdlalo wokuzibamba. Ah, wathi bengidonse ngokungayisikho, futhi waqhubeka esiya, futhi wazama izikhathi ezimbalwa, futhi wakhutha kathathu kumbe kane, futhi wayebeka phansi into. Wathi ngizamyekela nje akuginye futhi. Ngakho inhlanzi encinyane yandenda emanzini lapho okwesikhatshana, oh ngithemba imizuzu engamachumi amathathu, futhi amagagazi aqala ukuphakama futhi engena. Ngathi awu kuzamele zihambe masinyane sibili, sile bhakede manje kuzamele zihambe. Futhi ngaphakama ukukuphosela emuva ngaphezu kwamaluba amanzi ukukudlukuza. Kwakulezinye zezisu ezibomvu ezinkulu ngemuva lapho. Ngakho ngaqalisa ukudonsa isithiyiso ngasisusa emalubeni, liyazi ngasiphosela phezu kwamaluba, futhi ngakudlukuza njengabafo labafazi abakwaziyo ngokugola inhlanzi. Futhi lapho ngiqala ukwenza lokho kungananzelelwe, enye into yehla phansi ngasemaqaqeni njengomoya uthululeka, futhi kwahamba phezu kwami. Ngaphosela isigodo phansi, futhi ngema kuleso sikebe, futhi ngathalaza ngezwa ilizwi lisithi, uyayibona leyo nhlanzi encinyane na? Futhi nanzo ilapho, ilele lapho. Ngathi uyayibona inhlanzi encinyane na ngendlela akukhulumayo? Lapho izigwedlo zakhe seziphundlekile, futhi waye elele emanzini okwengxenye yehola, futhi leli bhayibhili lihlezi livulekile manje, bona. Futhi wathi khuluma kuye njalo umbuyisele impilo yakhe. Futhi ngathi nhlanzana encinyane elizweni lenkosi uJesu ngiyakubuyisela impilo yakho. Futhi lawo madoda emile ekhangele leyo nhlanzi encinyane yaphenduka ngomhlane wayo, futhi phansi emanzini yahamba. Baphosa baqaleka uLyle wageza ubuso bakhe emanzini. Wathi ngizavuka ngemva kwesikhatshana. Wathi ngiyazi ngiyaphupha. Ngathi awuphuphi. Futhi khona ngesikhathi esifanayo ngiyathemba nganyile kuluhlu lokukhulekelwa abangamachumi amathathu kumbe amachumi amane abantwana abale mikhuhlane yemisipha, futhi lokuthi uNkulunkulu wayehamba kanjani ngalapho. Yibo abantwana abale mikhuhlane yemisipha futhi avuse leyo nhlanzi encinyane.
Kutshengisa
nje ukuthi uyakhathalela into yonke. Kungani wayengasebenzisa amandla akhe ukuqalekisa isihlahla somkhiwa lapho kwakulezi nkulungwane zabalobulephero elizweni, futhi wedlula labo abalobulephero, futhi wahamba ukuyaqalekisa isihlahla somkhiwa, futhi wathi akula muntu odla kuwe, futhi isihlahla somkhiwa sabuna. Wasebenzisa amandla akhe kutshengisa ukuthi ukhathalela izihlahla, uyakhathalela inhlanzi, uyakukhathalela, uyangikhathalela, futhi uyakhathalela ukubona ilizwi lakhe libonakaliswa, futhi uthembe thina ukukwenza ngoba singabameli bakhe. Akula lutho kithi, nguye sizinikela futhi sihamba laye. Ngabona umbono lokho kusa, ngabona inyamazana enkulu ilele eceleni koqaqa. Oh, yayilempondo ezinkulu kakhulu. Ngangisohambweni lokuzingela kulumbono lapho phose ngelethumi kumbe elethumi lanye emini, futhi nganyonyoba, futhi ngayidubula inyamazana. Futhi-ke emgwaqweni ngibuyela enkulu kakhulu, inkalakatha yebhere eyimpunga yaphakama imelana lami, futhi ngayidubula. Futhi-ke ngababona bethatha impondo, futhi isandla esincinyane safinyelela, futhi sathatha impondo sabeka isilinganiso kizo, futhi kwaba ngama-intshi angamachumi amane lambili kusukela phezu kwesiphaqa kusiya phezu kophondo, ama-intshi angamachumi amane lambili kusiya phezulu. Angikaze ngibone inyamazana enjengayo, inkalakatha ezinkulu, impondo ezicijileyo, futhi kanti yayikhangeleka njengediye, kodwa minabo kwenza amabili kumbe amathathu amadiye. Angikaze ngibone ulutho olunjengalo. Awu, ngathi mhlawumbe kuzagcwaliseka ngolunye usuku. Ngizakubhala phansi nje. Ngiyetshela phansi eKentucky lomngane wami lomfowethu Minor Argenbright. Wangibiza wathi, "Mfowethu Branham, uphathekile yini?" Ngathi, "Hatshi kangako." Ngathi, "Bengikweyami ilamaviki amabili manje ngiphakathi kwekhefu elincinyane." Wathi, "Gijima uye eCanada, e-Alaska kanye lami. Sifuna ukuhlela iqembu lamadoda angosomabhizinisi e-Encourage futhi njalo lase-Fairbanks." Ngathi, "Kuzwakala kukuhle, nxa ngingathola isikhathi sokukwenza." Wathi, "Awu, Mfowethu Branham, nxa ungakwenza, ngizakutshelani, sizakunika ukuzingela obuhle kwebhere eliyimpunga." Ngacabanga, "Oh, lokho kuzwakala kukuhle." Ngacabanga, oh, nanko umbono, bona lokho yikho ukuzingela okuhle kwebhere eliyimpunga. Ngathi, "Lokho kuzwakala kukuhle, angikuhambeli lokho, kodwa lapho siphezulu khonale, futhi abanye babaholi bafuna ukungihambisa kungela mbhadalo, ngingathokoza ukuhamba." Ngakho wathi, "Awu, bona bazakwenza, sakulungisa." Ngathi, "Awu, manje mana mangikhuleke ngakho." Futhi ngahamba phezulu emaguswini lolo suku, futhi sonke isikhathi ngikhuleka, ngaya khatshana lakho isikhathi sonke, khatshana lakho ngokugcweleyo. Ngacabanga, lokho kuyamangalisa. Futhi insuku ezimbili emva kwalokho ngafonela umfowethu Argenbright ngathi, "Hatshi." Wathi, "Mfowethu Branham, siyenza nje ukuthi izinto zihleleke." Ngathi, "Ungakwenzi, umoya ongcwele ukwalile." Futhi ngamtshela umbono ngathi, "Angazi mfowethu Argenbright, kodwa kuyamangalisa, kodwa akangivumeli ukuya phezulu lapho, futhi kanti kuzwakala njengokuthi leyo kuza kuba indawo." Futhi wathi, "Awu, manje sonke silungiselele ukuhamba." Futhi ngathi, "Manje iningi lenu lizabona umfowethu Argenbright uyeza lapha manje uzolungiselela kanye lami ukuya ngaphetsheya kolwandle emva kwalumhlangano." Futhi-ke ngingambuza indaba. Ngakho sathi, "Hathi, hatshi, angeke nje ngikwenze, umoya ongcwele ungitshela ukuthi ngingakwenzi." Ukuhle ukulalela kungela ndaba ukuthi kunganani, kukhangeleka kukuhle okunganani, ngizatshumayela ngenye into enjengaleyo kusasa ebusuku, iNkosi ithanda. Ngakho manje khumbula, kungelani lokuthi kukhangeleka kukuhle okungakanani, nxa uNkulunkulu engekho kukho, hlala khatshana lakho. Akula ndaba ukuthi ngabe kubukeka okunganani, hlala khatshana lakho. Kuphumelela okunganani, hlala khatshana lakho. Nxa uNkulunkulu engekho kukho, hlala khatshana lakho. Manje sizakhuluma ngakho kusasa ebusuku, iNkosi ithanda. Manje khona-ke lapho ngisiya ngekhaya, uBilly wathi kimi, indodana yami, wathi, "Baba, uyamazi na lowo mzingeli ohamba laye ukuyazingela ngentwasa edluleyo phezulu lapho, obizwa nguSouthwick?" Oh, ngathi phezulu phakathi ngaphansi kweyukhoni lapho na? Wathi yebo. Wathi kulencwadi lapha eyakho. Ungumfowethu Eddie Biscoe oyinhloko yenhlanganiso yabachumayeli yalelo lizwe lasenyakatho entshonalanga phezulu phakathi lapho umfana omuhle sibili engabe elapha kulumhlangano uhlela ukubuya ngalindlela lesi sikhathi umfana omuhle omncinyane futhi ulemuli enhle ungumishinari phezulu lapho manje kumakrizi amandiya amakrizi futhi ngangilaye ikwindla edluleyo futhi ke kumbe ihlobo eledluleyo ngizama ukutsho khona-ke yena u-Edi wayefuna ukungihambisa kobhati okwakungomunye wabaphendukayo bakhe kukristu umkakhe wayengumpentekostali oqinileyo ubhati wayengumfuyi laye nje usanda kungena kodwa wayeyabelwe lapho abaxotsha khona ama-indiya futhi bawafaka erizeva indawo enkulu yokuzingela khose okuyisithupha ngithemba wathola okungaba ngamasikweya amakhulu amathathu amamayila kumbe okuningi phakathi lapho okwendawo eyabelwe kuye nguhulumende wasekanada awu leyo ntwasa lapho ngiphezulu lapho sahamba ukuyazingela ibhere emuva komhlangano kodwa lapho singonkwenkwezi kodwa isiphepho sabuya futhi sasivimbela sasile phose wayengakaze azwe ulutho ngemihlangano futhi u-Edi waqhubeka ekuthululela kuye mayelana ngemihlangano futhi wathi awutsho ukungitshela ukuthi lamuhla ukuthi uNkulunkulu uyazitshengisa futhi atshengise izinto ezizayo zingakenzakali u-Edi wathi lokho yikho kanye ngakho waqhubeka ekhuluma lami wathi uyazi ngilo mfowethu olesithuthwane wathi nxa ungafika nje kulo mfowethu wathi ngiyakholwa nxa ngingamletha kweminye imihlangano yakho ngiyakholwa angasiliswa ngathi wathi ube lakho impilo yakhe yonke ngathi mhlawumbe kunjalo awu akubi mnyama phezulu lapho kuleso sikhathi somnyaka uyazi ilanga liyatshona nje futhi lithole ungenelisa loba yisiphi isikhathi phakathi kobusuku ngelokuqala nta ungama nje ubale iphephandaba loba yini uyabona futhi phose ingxenye yokucina kankwenkwezi ilanga kalitshoni litshonisa uzipho nje seliphose lahamba phose imizuzu elitshumi futhi liphenduke ngakho sasilala phansi nje lapho sidiniwe futhi-ke emgaqweni siphuma sahlangana lexuku lama-indiya futhi ngathola induna endala ngemuva lapho bamvumela wahlala lapho ngoba wayesebe labantwana ababili bangcwaba abantwana babo ogodweni abathandekayo babo uhlobo lwenkolo futhi babalengise esihlahleni ngakho nje bavumele leyo muli ihlale lapho umfo omuhle omdala osedlule iminyaka engamashumi ayisificamunwemunye wobudala ehlezi phezu kwesihlalo sebhiza kakuhle njengomunye wabafana bakhe futhi-ke sasuka usuku olulandelayo wathi akusela ndlela phecheya manje hamba phezu kwezintaba futhi ngalindlela kwakungamanye amamayela alikhulu ukuhlahla indlela ngakho sasingeke sikwenze lokho kwakungasela sikhathi saqala ukubuyela emuva futhi emgaqweni sibuyela ubhadi ulexuku lamabhiza amancinyane futhi amanye awo angena phansi ekhapozini lezinto futhi ngangihamba ngalapho ngikhuluma futhi u-Edi lami futhi ubhadi wayesebhizeni elikhokhelayo sizama ukuphuma phandle sasilangamachumi amabili lanye futhi ngangilentambo kwelilodwa ngaliphumisa futhi ngokuphangisa nje lapho liphuma khona-ke ibhiza lami eligadwayo langena phakathi futhi nanku ngilapha liphuma khona lapho futhi ngangiludaka futhi konke ngemizuzu emilutshwana ngagada ebhizeni lami futhi ngesula udaka empahleni zami njengalokho ngasuka ngahamba futhi khona phambi kwami ngaphetsheya kwalolo qaqa lapho kwabuya indoda encinyane ngamkhangela ngachovela emuva esihlalweni sebhiza futhi ngamisa ibhiza lami futhi ngambona esiwa ngesithuthwane njalo njalo futhi ekhihliza igwebu waba lodlakela sibili futhi nje edabula into yonke futhi-ke wasethula ngabona imbawula endala ngabona ihembe yakhe ibhebha u-Edi wayeyingxenye yebhuloku yedolobho ngaphambi kwami ezama ukuthola elinye ibhiza elincinyane lagijima laphuma endledlaneni lifika khona phakathi lapho liwisa imithwalo kulo lihlehlela emuva ngakho-ke ngagijimela phezulu lapho ku-Edi sathulisa ibhiza ngathi ethi ngilo itsho kanje inkosi kubhadi wathi mfowethu Branham kuyini okwenzakeleyo ngathi umbono ngibone umfo wakhe wathi o umthathe ngathi ngisa amabhiza ngizakhuthaza elami futhi ngiye phambili ngigijime ngakula mabhiza ngibone nxa ngingawathola futhi ngiwabambe ngaseceleni koqaqa ngagijima ngaseliweni njengalokhu elami ebhizeni lami alifuqa phezulu futhi ngafika phezulu lapho futhi ngabeka isandla sami phezu kwesihlalo sebhiza ngathi bhadi wathi yebo mfowethu Branham ngathi ngifuna ukukutshela enye into mfowenu futhi ngamchaza wathi yebo ngubani okutshelileyo ngathi akula muntu inkosi nje imtshengise kimi ngathi ungangikholwa njengenceku yakhe na wathi ngeqiniso mfowethu Branham ngathi thumela phansi phose amamayili angamakhulu ayisificaminwembili ukubuyela ebantwini thatha umfowenu ukubuya phezulu lapha futhi isikhathi sokuqala engena kwezinye zalezo zithuthwane ngathi ube lalokho kusukela ele minyaka emibili ubudala ungayekela ukukukholwa kodwa kuyathelelwana osendweni ubaba omkhulu wakho wayelazo wathi manje lelo liqiniso kunjalo ngathi manje lapho lumfana esiba lesithuthwane lesi wena shuthuna ihembe yakhe emhlane wakhe futhi uyiphosele emlilweni futhi uthi lokhu ngikwenza ebizweni likaJesu Kristu ngokwelizwi lakhe akasoze abe lesinye ingqe kuphela engakukholwa waphakamisa nje izandla zakhe waqala ukuklabalala wathi angikaze ngikubone kusenziwa kodwa ngeqiniso ungitshelile lokho umfowethu akhangeleka eyikho futhi wangitshela iqiniso ngobabamkhulu wami ngathi kunjalo emva sesisukile wathumela futhi wathatha umfo wakhe futhi wayesesiyaquma umzila lokho kusa lapho esiza esebhasini esiza wedlula kabili kumbe kathathu ngeviki esenyuka esehla umgwaqo omkhulu wase-Alaska wabuya ngalapho futhi umkabhadi ulayila uyinto nje encinyane umfazi womncinyane omkhulu ukuphose alingane lebhaya esepa emva kokuwatsha kwemuli sokwenziwe ngayo okuncinyane nje ulabantwana abahlanu futhi umfazi olomoya omuhle futhi-ke ubhadi waphuma phandle ukulungisa amabhiza akhe ngoba uza kuyahlahla indlela ukuze sibuyele emuva kulokho labazingeli bakhe futhi khonapho esehambile awu umfo wakhe phakathi lapho engakakhuphi impahla zakhe ezinhle lapho wawa ngesithuthwane futhi babekhempe enkambeni ezindala lapho amamelika lapho besakha umgwaqo omkhulu babelayo lapho futhi lapho babele mbawula enkulu endala njengesitofu futhi ulayila omncinyane waba lodlakela lapho ehlaselwa yilokho futhi wayemesaba aze aphose ukufa ngaye futhi wayekhupha ifasitela enyinto kumbe okunye asuke endleleni kodwa waqala ukweqela phandle futhi wacabanga ngalokho okwakukhulunyiwe wayeke waba kweminye yemihlangano phansi e-Downson Creek wagijimela lapho futhi wamhlala lomfo omkhulu wahluthula leyo hembe emhlane wakhe ekhala izikopela lakonke ihembe yakhe emhlophe waya esitofini futhi wathi lokhu ngiyakwenza ebizweni lenkosi uJesu njengokutsho kwelizwi lenkosi elakhulunywa kithi futhi akaze abelaso kusukela lapho lokho kwayiqeda indaba wayethumele ukuthi ngibuye ukuzingela kungela mbhadalo futhi ngihlezi ngikhangelela lezo zinto ezingela mbhadalo uyazi ngakho ngacabanga awu ngathi ngizahamba ngizabona nxa inkosi ingangivumela ukuthi ngihambe ngakhuleka futhi nje okungedluli ukukhuleka yonke into ikhomba kuleyo ndlela ngathatha umfowethu Fred Suthman ulapha kwenye indawo emhlanganweni ungaphi na Fred nanko lapho yebo ungomunye wabaphathi bebandla lethu umfowethu Fred uyakwazi ukuthi lokhu kwakhulunywa inyanga ezintathu kungakenzakali kunjalo na mfowethu Fred futhi ngiyathemba mfowethu Simpson bangaki abasesakhiweni lobu busuku abakwaziyo kungakenzakali kwakhulunywa phakamisani izandla zenu nanko-ke futhi kwakhulunywa phambi kwebandla khona kanye lokhu okwakuza kwenzakala awu angizange ngibe kwazi lokhu ukuba yisikhathi ngakho ngenyukela kumgwaqo omkhulu i-Alaska futhi umfowethu Fred wama komngani ukuyazingela inyamazana elimpondo ezimbaxa kukhatshana kakhulu okwalinyamazana elimpondo ezimbaxa ngakho siphezulu elizweni lezimvu lapho esasisiya khona futhi-ke sangathatha isiqephu sechoko kumbe inhlabathi futhi ngadweba efasitsheleni lemota laphambili ngathi manje mfowethu Fred ngakho nxa lesi kuyisikhathi uza kukhumbula khona kanye lokho okuza kuba yikho futhi uyakukhumbula. Ngakhwela phezulu lobo busuku lapho singena esihonqweni, uBhadi wathi, mfowethu Branham wangisingatha futhi weqa phezulu laphansi ekhuluma ngendimi nokuklabalala. Uyazi wathi uthi lowo mfana wenkomo omdala olukhuni futhi yena edumisa uNkulunkulu nje. Wathi, uyazi ukuthini mfowethu Branham, umfowethu akakazi abe lesithuthwane kusukela leso sikhathi kusiya. Usekahle ngokupheleleyo futhi uphilile umnyaka wayizolo. Ngathi ingwe kuphela eza kukholwa kuzaqhubeka ngaleyo ndlela. Futhi ngathi manje umtshele ukuthi anikele impilo yakhe kuKristu njalo amkhonze insuku zempilo yakhe yonke. Hamba ungoni futhi ngumbe into edlulisileyo izabuya phezu kwakhe. Bona ngathi umtshele akwenze lokho manje. Ngakho ngathi nginomunye umbono futhi ngamtshela ngombono. Ngathi manje kwakulabanye abafo abancinyane kanye lami, sasisohambweni lokuzingela. Babengamadoda amancinyane futhi omunye wabo egqoke iyembe eluhlaza elemzilazila. Futhi wathi, wathi mfowethu Branham wathi, angilayembe eluhlaza elemzilazila. Umfana wakhe uBlaine olechumi lesificaminwembili wathi, akalayembe eluhlaza elemzilazila. Eddie Biscal, omunye umfo omncinyane owayelesisindo phose amaphawundi alikhulu lethumi, wathi, kangila eyodwa lami mfowethu Branham. Ngathi, ngathi manje inyamazana. Wathi, luhlobo bani lwenyamazana eyayiyiyo na? Ngathi, kwakukhangeleka njengediye. Wathi, akula diye phezulu lapha, lokhu kuphezulu kakhulu. Wathi, mhlawumbe kwakuyikaribhawu. Ngathi, ikaribhawu ilempondo ezichayekileyo. Wathi, kunjalo. Ngathi, le yayilempondo ezicijileyo. Wathi, mfowethu Branham, wathi, siya elizweni lezimvu, hathi ilizwe lamadiye, kumbe enye into enjengaleyo. Ngathi, mhlawumbe ngolunye uhambo, mfowethu Agent Bright, kwakungabe kuyi-Alaska, kwenye indawo. Ngathi, ngoba kwakungelikhulu kakhulu, ibhere eliyimpunga elikhulu. Wathi, kwakuluhlobo bani lwebhere empunga okwakuyilo na? Ngathi, elilomhlubulo oyisiliva, yilo elivamileyo kakhulu kulawo wonke. Wathi, ngingumholi, ngibe kulawa amagusu lapha impilo yami yonke, angikaze ngibone elilomhlubulo oyisiliva. Wathi, ngabona elijwayelekileyo, elidala elimpunga, kodwa wathi, angikaze ngibone elilomhlubulo oyisiliva, angikaze ngibone elilodwa empilweni yami. Ngathi, akhona elilodwa kwenye indawo. Futhi ngizalithola. Wathi, ngizakutsho ukuthi kuliqiniso. Wathi, ngizakutsho lokho. Sasuka sahamba insuku ezintathu ngamuva, senza inkamba khona lapho ngaphezulu kwezihlahla ezinde. Futhi uNkulunkulu angisize, nxa ngizahlala ngaleyo ndlela kuze kube yimileniyamu, mangihlale lapho ngesikhathi semileniyamu. Ngiyathanda nje ukugeza kuleyo mvelo lapho. Loba ngubani owayengeke abone uNkulunkulu lapho? Uyisiphofu, isacuthe futhi uyisimungulu. Ukumbona nje yena ezitshengisela kulezo ezinkulu, inkalakatha zentaba, minabo okujulileyo kubizela kokujulileyo khona-ke futhi phezulu khonale nje ngisiba lesikhathi esikhazimulayo. Ngakho saya phezulu entabeni eyodwa. Kumele nje uhambe uqondile kanjalo ukuze nje uyikhwele phezulu. Akula sihlahla samapulanga, utshani nje bekaribhawu yikho kuphela okubonayo. Sabona phose amachumi amathathu kumbe amachumi amane omhlambi wezimvu. Kwakungela leyodwa enkulu okweneleyo ukuyithatha. Kwakuyingxenye encinyane yerawundi futhi lamakota amathathu erawundi. Ngangifuna eyodwa enkulu okweneleyo ukuthi ngiphume layo. Ngakho ngokuhamba kude kangaka emuva, ngakho thina ngabuyela ngemuva phansi. Futhi usuku olulandelayo saqala ngaphetsheya, futhi u-Edi wawela emanzini lapho eqala ukweqa ngaphetsheya egqoke ipheya enkulu yezicathulo esiya phezulu eceleni kwentaba. UBhadi wama futhi wathi, ngipha amangilazi akho Bhili. Ngamupha amangilazi. Sasihamba kancinyane futhi sikhulume ngenkosi futhi simemeze futhi sigijime phezulu laphansi eceleni kwentaba sibe nje lesikhathi esihle. Kuhle ukuhamba uhambo lokuzingela nxa uhamba labazalwane. Futhi-ke wathatha amangilazi ami, wathi, mfowethu Branham, nanso inqama yakho, kulezingaba yisificaminwembili zazo, zilele phose amamayela ayisithupha, khona lapho, phezulu kwesinye isiqongo, zikhangele, zibone zindawonye. Ngaphakama ngathi, ngizakuthi, nanzo lapho khona kanye. Wathi, kungangcono sibuyele emuva phansi, siqale ekuseni phose ngelesithathu nta. Wathi, kumele sibe phezulu lapho, ngelesificamunwemunye, kumbe kusukela ngelechumi, inqama ezindala, ziyabe zilele phansi. Leso nje, kuya kuba isikhathi. Ngathi zini lezo zinto ezihamba lapo? Wathi leyo yikaribao. Ngathi ngakho amamayila ayisithupha kachana. Uyazi kunzima ukubona ukuthi zikhangeleka njani. Futhi-ke kusukela lapho kusiya amamayila angamakhulu ayisithupha indlela iwabayo eliphapha ngayo akula ngitsho indlela kumbe indledlana. Futhi lapho uchaya ukhumbi lwentshonalanga uhamba phose amamayila angamakhulu ayisificaminwembili eVancouver akula ngitsho okuncinyane okulabantu futhi okulabantu okulandelayo uhamba ngalindlela i-Anchorage phose amamayila amakhulu ayisikhombisa kumbe ayisificaminwembili buyela ngemuva ngalindlela ungena edolobheni elincinyane yellow lapho othola khona umkhumbi phakathi lapho kanye ngomnyaka okwama Eskimos futhi okulandelayo ungena eRussia ngakho sibili uyabe uwedwa yikho lapho uNkulunkulu angathatha khona ukuphumula kwakhe phezulu lapho kuzo zonke izinhlupho zethu lokuvivinywa esimbeka kikho ngakho ngiyathanda ukuhamba phezulu lapho futhi ngikhulumelaye lapho ephumula uyabona ngakho khona-ke lapho njengalokho okwakuyikho izolo ebusuku emkhumbini ngakho lapho sibuyela emuva phansi futhi ukusa okulandelayo saphangisa ukusuka sokungaba ngelesificaminwembili nta sase sibhode sedlula ukuthandela ilibala lakho konke saze safika phezulu koqaqa futhi emgaqweni phezulu lapha kwakuhamba insikazi endala ikaribao futhi le nkunzi enhle elingeneyo yahamba yaqala ukwenyuka oqaqeni lempondo ezinkulu ezichayekileyo kuyo futhi ngathi awu futhi-ke nanso eyakuqala ikaribao engake ngayibona eguswini eganga angikaze ngibe phezulu kangako ngaphambili wathi yebo leyo yikaribao ngakho sahamba phezulu oqaqeni futhi sakhangela izimvu zazingekho lapho ngakho ubhadi lami sahamba ngalapho futhi u-Edi waqala ukunyonyobela ngalapho futhi u-Blaine umfanakhe ekhangela lapho inyamazana futhi sahamba lapha futhi omi nabo ngaklabalala nje duma kuNkulunkulu ngakhangela phansi lapho futhi kwakulalezo ntaba zeliqhwa esiqongeni utshani bekaribao ngaphansi kweliqhwa futhi nje ngaphansi kwalokho kweza ukuhlala kuluhlaza okwakuyizixuku ezimfitshane futhi zehla phansi kancinyane kwakulo hlobo lwamaluba abomvu ngaphambidlana kwalokho kwakuyizihlahla ama-quaking aspen ezingumbala wethaba wonke kukhanyisa phakathi echibini phansi ngaphansi kwalo omi nabo ubhadi lami sabeka nje izandla zagonana futhi sadansa nje umdanso umncinyane siseqayeqa lapho siklabalala nje lokumemeza futhi sidumisa uNkulunkulu futhi sahlala phansi sigonene futhi sadumisa uNkulunkulu nje futhi saba lesikhathi esimangalisayo ngiyathemba phose amahola amabili futhi ngathi Jono angazi okungabe kwenzakele ku-Edi sasimbiza uDudu ngakho sabuyela emuva saqala ukunquma uqaqa ngathi ube ngeke alahleke phezulu lapha futhi ngathi hatshi uBlaine ungemuva khona ngale kwenye indawo futhi kungumindiya ngakho sakhangela ngalapho futhi ngabona ikhamera yamabhayisikopo ilele lapho ngathi leyo yayingeka-Edi ngakhangela emuva phansi oqaqeni futhi ngahamba ngaqhubeka ngali indlela futhi wahamba ngenye indlela futhi u-Edi wayehamba esithi wayenyenyela leyo encinyane inkunzi ikaribao futhi wayezayibuyisela emuva phansi ibe yikudla babangane bakhe ama-indiya labo ayephatha umsebenzi wobumishinari kubo ngakho wayidubula ikaribao sehla phansi futhi sayigeza saphenduka sekungaba ngelokuqala nta safumana amabhiza ethu okugada njalo phose ingxenye emayila kachana lapho ayemikhona futhi sasimile lapho wathi mfowethu Branham uthanda ukuhamba ngenyawo na ngathi ngeqiniso ngiyakuthanda wathi nxa singabhodala intaba lezo nqama zidlule ngalindlela futhi zahamba phansi kuleso esinye isikhala lapho mhlawumbe nxa zingakwenzanga zabuyela ngaleyi enye indlela wathi masiyekeleni u-Edi futhi labo babuyele futhi badlule ngakulo mkhandlu phansi lapha futhi bathathe ibhiza lami eligadwayo lebhiza lakho eligadwayo futhi ngithwalele ikaribao esihonqweni futhi sizahamba phezulu lapha futhi sifike kuleyo ndawo futhi kufanele singene phakathi phose ngelechumi kumbe elechumi lanye ntalo obu busuku ngathi kulungile sizakwenza ngakho sasimile lapho sadla nje inhlanzi zegabheni ucezu ngamunye wethu futhi sagqibela phansi kotshani obusabulembu lezi inhlanzi futhi isinkwa sethu esasilaso embeni yethu futhi saginqa kwaze kwaba isigaqa esisodwa esikhulu kodwa sasimnandi lapho ulambile futhi kulungile ngakho sema lapho futhi ngangikhangele ngalapho nje futhi ngakhangela ngamangilazi ngathi bhadi khangela lapha kuyini lokho laphana na phose amamayila amathathu khatshana apho kwakuleleleyo karibao futhi yayingengavamanga yayingelampondo ezichayileyo kwakuzimpondo ezinkulu ezicijileyo ngathi uyakhumbula na khangela lapha anto lelo gceke khona kanye nje futhi nanzo leyo nyamazana ilele lapho ngandlela leyo nje ngathi kulento eyodwa kuphela enqabela umbono omunye umuntu oleluhlaza ihembe elemzilazila futhi lapho ngakumi uyedi eleluhlaza ihembe elemzilazila ayigqokileyo ngathi bengicabanga ukuthi awulayo wathi umkami kumele abe ayibeke empahleni lapho ngiwela emanzini izolo kwakufanele ngitshintshe amahembe wathi angizange ngibekwazi ukuthi ubeyifakile phakathi lapho mfowethu Branham ngilusizi ngikutshele into engasiyo ngathi ubufanele wenze lokho ndodana Oh, ubhadi waqala ukumemeza wathi ungama khona lapha futhi umdubule amamayili amathathu khatshana ngeza-ke ukwenze na mfowethu Branham ngathi ngokutsho kombono ngangiseduze laye wathi mfowethu Branham ngiyakutshela uza kufika njani khonale ngathi kangikwazi kodwa ngizafika khonale ngakho wathi uzahamba njani na ngathi ngizahamba ngakuleli gceke wathi lolo lukhethe futhi wathi nxa ungatshelela uza kubaphosela inkulungwane zamathani kangqoqwane phezu kwakho phose ngomzuzwana uthi ngathi inkosi iza kunakekela lokho iyo indlela engahamba ngayo embonweni khona ngalapho wathi awu ngiza kulandela nangu esiza futhi abafana laba bathi sizahlala lapha manje size sikubone uthola ikaribao futhi bathi khona-ke sizaqhubeka sehle sithathe amabhiza futhi siqhubeke singene siza kuhlangana lawe ekucineni kwesigodi phose oh phose amamayila amane kumbe amahlanu phansi wathi kulungile ngakho saqala ngalapho ubhadi lami sokungaba phose ingxenye yehola sasebenza khona ngalapho futhi leyo karibhawu ilele khona lapho ikhangele khona kithi futhi ayisibonanga kufanele ukuthi yayilele futhi sahamba phezulu ngasemkhandlweni omncinyane futhi saphenduka futhi sakuya phakathi kwamayadi angamashumi amathathu kuyo nanso ilele leyi inkalakatha inyamazana enkulu yavuka lapho futhi ngayithola futhi lapho sihlezi lapho sihlinza inhloko lentamo lokunjalo kuyo njengalokho ubhadi wathi uthelezi impondo zazingama-intshi angamashumi amane lambili na ngathi lokho yikho kanye wathi mfowethu Branham kufanele zibe likhulu lamashumi amane lambili inkalakatha yenhloko enkulu ngathi hatshi zingamashumi amane lambili khona kanye wathi ngile tepu yokulinganisa phansi lapho ngathi uyakuthandabuza na wathi hatshi mnumzana wathi kodwa mana okomzuzu awuzange ungitshele ukuthi uzathola ibhere eliyimpunga ungakabuyeli phansi na uza kubaleli lo mhlubulo oyisiliva ungakabuyeli emuva lapho okwakulalowo mfana ogqoke ihembe eluhlaza ngathi liqiniso lelo wakhangela ngemuva phansi oqaqeni awu kakulanto ephakemeyo kangaka akulalutho ngitsho utyanyana obusakulembu nje yikho kuphela okubonayo amamayila lamamayila amaqaqa nje agiqikayo otyanyana obusakulembu wathi ungaphi na mfowethu Branham ngathi engapha elilodwa watsho njalo ngathi uyakuthandabuza lokho nabhadi wathi hatshi mnumzana awu ngisehla phansi oqaqeni sabuya njengalokhu wayethwala umbhobho okwesikhatshana lami ngithwale inhloko khona-ke sintshintshanisana kufanele nje uhambe emaceleni usehla phansi lezo mpondo ezinkulu nje zihala otshanini obusakulembu futhi sangena phakathi phose okwemayila lakho sama futhi sakhangela ngalapho wathi leyo bhere endala kungangcono izitshengisele akunjalo na ngathi kuyini wena okhathazeka ngakho na wathi akula sahamba saze satshaya iqhwa eligelezayo elisiza phansi sahlala phansi lapho futhi sathi ukuphola kancinyane wathi mfowethu Branham cabanga njengakho wathi asikahambi okungaphose okungaphansi kwengxenye yemayila size sifike kulabo bafana futhi kwenye indawo phakathi kwalapha lalaphana uza kulala ibhere elilomhlubulo wesiliva ngathi kunjalo wathi ngathi uyakuthandabuza lokho bhadi waphakama wangibamba ngesandla wathi mfowethu Branham umfowethu kazange abe lesithuthwane kusukela lolo suku kuze kube yilolu wathi unkulunkulu owayengakutshela ngomfowethu wayengeke akuqambele amanga ngathi bhad uza kuba khona wathi uzavela ngaphi na ngathi kangikwazi kodwa ngathi bhad ngilamashumi amahlanu lambili leso sikhathi futhi ngathi ngabona imibono kusukela ngingumntwana futhi lapho ngibona likaribhawu lapha ibulawa futhi kukhangele nxa impondo zakhe zingela ama-intshi angamashumi amane lambili futhi-ke umbono ofanayo mina ngisendleleni yami ngibuyela phansi lapho labo bantu bekhona engangilabo ngalibulala leli bhere eli lomhlubulo oyisiliva ibhere eliyimpunga Wathi mfowethu Branham, ngiyabona okwamamayili angamashumi amabili. Wathi uNkulunkulu uzamele amdonse, amkhuphe emhlabathini, kumbe amehlise phansi ezibhakabhakeni, kumbe enye into. Ngathi ungakhathazeki wena, uzakuba khona. Sahamba phose amanye amayadi alikhulu. Wayesekhathele nje laye futhi. Lokhu kusinda phose amapawundi alikhulu lamashumi amahlanu lumhlomelo. Ngakho sisehla phansi oqaqeni. Futhi wayihlalisa phansi wathi, sengiphelelwe. Ngathi yebo, sabuya phakathi kwezincinyane esifitshane esiqhubu esifitshane leso sikhathi esingaba ngaka ubude kwakulama grouse asazikwehle amalutshwane ephapha ngalapho. Futhi lapho kwakulezi khukhukazi zamathamigeni futhi ke ngazijikijela ngamatshe njengalokho. Ngakho wathi, wake wadla amathamigeni na? Ngathi hathi, kangikholwa njalo. Wathi akahle, amnandi njengama-grouse. Wathi mfowethu Branham, wakhupha ingwane yakhe enkulu endala emnyama wazipephetha. Wathi sekuyisikhathi salelo bheri elidala livumbuluke, akusikho na mfana? Futhi ngathi kadi uyakuthandabuza lokho? Wathi hatshi, angikuthandabuzi, kodwa mfowethu Branham, angizwisisi nje. Ngathi lami angizwisisi, akusikho kwami ukukuzwisisa, ngokwami ukukukholwa. Ameni, uNkulunkulu osezulwini uyazi izinto lezi zili qiniso. Ngingama lapha futhi ngikhulume lokhu kungayisilo qiniso na? Khona-ke ngaqala ukuchibilika ukumnika umbhobho futhi lami ngiphakamisa inhloko. Futhi lapho ngichibilika ngathi, bhadi, ulawo amangilazi entanyeni yakho, kuyini lokho okumileyo phezulu ngale uhlangothini loqaqa? Futhi waphosela amangilazi phezulu wathi, oh, ngisize. Wathi, nxa kungasinkomo yechako yomunye umuntu akulanto enjalo elizweni. Wathi, lelo libhere elikhulu eliyimpunga kulawo wonke engake ngalibona empilweni yami. Futhi ke ngisize, khangela lelo langa elingumbala wethanga likhazimula phezu kwakhe, ungumhlubulo wesiliva. Wathi, uthi kukhatshana okunganani? Ngathi, angaba ngamamayila amabili phezulu lapho. Futhi sase siphelelwe ngamandla. Wathi, ngathi, kuyini esikulindeleyo? Asihambeni. Futhi wathi, uleqiniso lokumthola na? Ngathi, sibili ngizamthola. Wathi, ngumbhobho bani lo owusebenzisayo lapho? Ngathi, manje ungabi lendaba ngalokho. Futhi umbhobho omncinyane kakhulu omunye umfowethu angiphe wona emhlanganweni ngesinye isikhathi iminyaka ethile edlulileyo. Futhi ngathi, encinyane echipileyo i-270. Futhi ngathi, kulungile, ngile mina kuza kuba yiyo. Saqhubeka sisondela eduzane kancinyane, futhi sisondela eduzane laba likhulu lelo bheri ukukhangeleka kwalo. Oh, wakhangeleka njengenkalakatha yenqwaba yotshani obomileyo ihlezi phezulu lapho kulobotshanyana obusabulembu. Liyazi, imile inkalakatha enkulu, into eyinkalakatha, ikhanda phose libe banzi kangaka. Liyazi, futhi le mihlathi iphumele phandle, inzipho ezinkulu. Futhi wayedonsa lezi ngatsha ezincinyane zama-blueberry njengalokho. Liyazi, ewadla futhi ehlezi umfo omkhulu sibili. Safika phose, oh, phose amayadi angamakhulu ayisificaminwembili kuye. Wathi, hey mfowethu Branham, so ake wadubula ibheri eliyimpunga na? Ngathi, ngadubula amabheri amaningi, but kodwa angikaze ngidubule elilomhlubulo oyisiliva eliyimpunga. Wathi, uyazi ibheri elilomhlubulo oyisiliva isilu esikhulu kulawo wonke? Ngathi, yebo, ngakuzwisisa lokho. Wathi, akakwazi ukuthi afe njani? Futhi ngathi, awu. Wathi, ungaze ukude okunganani olakho, ungasondela okunganani kuye ulalokho na? Manje wena nje umbuze, umbhalele incwadi, iza kunika ikheli. Wathi, yeka loba ngubani angibhalele ngakho ofunayo okumayelana ngalezo zinto, yeka ngibatshele. Futhi ngathi, awu, ngathi, wathi manje, ngathi, hatshi, ngangiseduzane kulalokhu, but ngangiphezulu duzane laye. Wathi, sesizondela duzane kakhulu manje, angahlasela loba yisiphi isikhathi. Ngathi, ngiyakwazi, kodwa ngathi, but ngathi, uzalunga. Wathi, manje lapho udubula ibhere, wathi, manje mfowethu Branham, umdubule emhlane, kufanele ulihlakazele phansi, ngoba uzaqhubeka esilwa, angeke aphakame leso sikhathi. Ngathi, hatshi, ngokombono ngamdubula enhlizweni. Wathi, ngithemba awuzange wenze iphutha kulokho. Ngathi kanyizange. Ngathi, ngiyakukhumbula lokho, ngoba phakathi kombono wena uphakathi kwesazela esisodwa futhi kokubili, njengokuba sakuchasisa ngobunye obusuku, ukokubili awungeke ukukholwe. Bona, ngakho nanko-ke, ngakho sangena njalo Pose amayadi angamakhulu amabili lamachumi amahlanu. Leso nje kwakuyisifudlana sokucina esasichaphayo. Futhi ngathi lokho nje sokungaba yikho manje. Umkhangele alilihle na? Wathi yebo, ngithemba linjalo. Futhi uthi ngathi kulungile bathi. Manje lapho ngiphakama lapha. Liyeza uthi ngathi wena nje khangela, futhi wathi izabe ngikhangele. Ngakho ngafaka uhlambo phakathi kombhobho liyazi futhi sasiphansi ngaphansi kwalesi isifudlana esincinyane. Lapho nje ngiphakama, nangu esiza, ninabo ngama ngadubula futhi kwazwakala sengathi yithoyi yombhobho ilitshaya. Mfana akuzange lakancinyane kulimise ukwedlulani. Futhi ninabo, kungakabi khuluma ngesiqubu, angikaze ngibone into enjengaleyo. Lona lingachiya ibhiza, idiye, kumbe loba yini, liyazi ibhere, lingakwenza njengalokho, lona lisiza khona. Phansi kulolo qaqa lisiza kithi njengalokho. Futhi mina, ngingakafake olinye uhlambo empobweni, lawa, lafa. Pose amachumi amathathu, amayadi angamachumi amane, kusuka kimi, laphenduka ngapha, langale. Wathatha inhliziyo amaphaphu lakho konke kuye. Kwakuluhlambu lwenozla lina elihloma inhlambu ngezandla liyazi. Ngakho kwamvuthuza futhi lawela phansi. Ubhadi emile lapho wakhangela ngale emhlophe esibili emlonyeni. Wathi, Mfowethu Branham, bengingalifuni emathangazini ami. Ngathi lami futhi. Wathi, ngifuna ukukutshela emva sokuphelile mfana. Ngalokho kwakungazange kube ngeminye yayo imibono. Futhi ake ngakubona kusenzakala. Ngangingasoze ngibuye phezulu lapha eduzane kangaka lalelo bhere kanye lawe. Futhi loba omunye wethu ube ngeke amnyikinye. Wayesinda okungaba ngamaphawundi ayinkulungwane. Ngiyathemba kunjalo inkalakatha into enkulu. Asenelisanga ukumhlanza. Sathola, salihlinza, saqala ukwehla phansi. Futhi sathi, Mfowethu Branham, sathatha impondo wathi, nxa lezo mpondo ziyiwo kanye ama inji angamachumi amane lambili, wathi ngizagijima ngigcwale indawo yonke. Ngathi kungcono ube lakho khona manje khonake ngoba yikho lokho okuyikho. Wathi anikaze ngibone kukhangeleka kimi njengokuthi ngiyakuphupha lokhu. Futhi lapho sifika phansi lapho futhi ngathi ku-Edi ngathi, manje khangela uBlaine uzafaka izandla zakhe. Manje uyakhumbula kwakulesandla ngakulolo pondo. Kumbula Mfowethu Fred ukuthi ngakutshela ukuthi kuza kuba njani na. Futhi ngathi wena kukhangele ku-Edi. Futhi ke uBhadi wathi, mana waletha ibhiza lakhe phezulu lapho. Futhi sasile bhere ngakithi liyazi ukuthi lawo mabhiza nje edabula yonke into. Liyazi ukuthi enza njani lapho enuka ibheri eliyimpunga kumbe loba luphi uhlobo lwebheri. Ngakho ngahamba ngale ngahamba ngizama ukubamba ibhiza eligadwayo lizama ukubaleka. Futhi wahamba ngale futhi wathatha itepu yokulinganisa futhi wabuya ehamba lapho ekhangele kini njengalokho. Wathi, woza lapha plane. Wagweba u-Edi ngakubeka phansi kulokhu. Ameni futhi ngisize ama intshi angamachumi amane lambili khona nta. Manje zona impondo ziyancipha phose ngama intshi amabili. Lapho zisoma lelo bhere eliyimpunga lilele ekamelweni lami lokutadishela kuthi impondo zilenga emdulwini. Umhlinzi wezinyamazana wayesezimise sengathi ziyaphila, wayesezilungisile futhi wazilungisa kule tepu yokulinganisa elenge phezu kwazo ama intshi angamachumi amane lambili khona kanye. Manje kuyini lokho uNkulunkulu angakutshelela umuntu into enjengaleyo ngohambo lokuyazingela na? Lapho ngibuyela umama wayegula, ngahamba ukuyambona. Wathi, Billy, bona wayengikhuthaza engilungiselela enye into. Ngathi, mama, inkosi ihlezi ikusilisa. Wathi, Billy, sengisiya ekhaya ukuyabona ubaba. Oh, ngathi, mama, ungakhulumi njalo. Wathi, yebo, ngiyahamba. Ngamkhulekela futhi umfowethu Fred labo bonke laba abafakazi abahlezi lapha bayazi. Khona-ke into elandelayo uyazi, babelaye esibhedlela. Udokotela kazange abekwazi ngitsho lokho okwakukubi. Awu, ngaphuma ukuyamkhulekela. Wathi, ndodana, ngiyahamba. Futhi manje umama wami wayeluhlobo lomfazi olamandla kungenani. Ngolunye usuku, insuku ezithile, emva kwalokho, ngangena phakathi. Wayemile lapho, ekhangele khona phezulu emazulwini. Wathi, Billy, ngiyakubona. Ngathi, ngani? Sibili, mama. Wathi, ngiyakubona khona lapha. Wathi, oh, usumdala kakhulu, Billy. Wathi, inwele zakho ezimhlophe, le ndevu, zilenga nje ndawonye, ulengalo yakho esiphambanweni, ufinyelela kimi. angilomqondo omuhle khona ke lokho kwakuyikho manje lina bazalwane lapha liyakwazi lokho ukuba liqiniso futhi usuku olwalandelayo kwakuyisonto ngangithumayela wangithumela ilizwi okho ngathi angikholwa ukuthi umama uyahamba unkulunkulu uhlezi engitshengisa abantu bami behamba kodwa umama akaze angitshengise lutho ngakho nanku umbiko usiza phakathi futhi ngangikhona phakathi laphakathi kombiko wami njengalokhu omunye umuntu wangena wathi hamba hamba kumama wakho khona manje umtshayele ifoni usesifa kulumzuzu ngathi kufa mbambe enjalo ilizwi likankulunkulu liqakatheke kakhulu kulalokho lindoda ihlezi khona lapha umfowethu Borders emva inkonzo isiphelile ngaphuma ukuyabona umama wami ngahlangana nomfowethu Borders wathi mfowethu Branham awumude okungaba ngamafidi ayisithupha kodwa ngibone indoda engamafidi alitshumi imile kuliphuluphithi lokhu kuza ngathi mfowethu Borders unkulunkulu uzanakekela konke lokho ngomama futhi insuku ezilutshwana emva kwalokho bangibizela ekamelweni futhi wayesehamba impela ngabuthanisa abantwana bama begombolozele umbheda ngathi mama ngabe usuhamba sibili wathi yebo khona-ke wayengasenelisi ukukhuluma futhi ngaqhubeka ngimtshela kuyini ujesu akutshoyo kuwe mama ngiyamkhumbula ngimbhabhathiza ebizweni lakhe isikhathi eside esedluleyo emanzini ngathi ngitshela ukuthi utshoni kuwe manje wathi wedlula impilo kimi ngathi mama nxa usuhamba ngingumfana wakho umtshumayeli ngifuna ukubakwazi umama wami uqobo okuza kuyahlangana loNkulunkulu ngifuna ukubamba isandla sakho lapha mama ngathi ngifuna wena ukwenze ngaqhubeka ngisibambile wayengenelisi ukukhuluma wakhangeleka njengokuthi wayesewoma ubuso bakhe ngathi awusenelisi ukukhuluma futhi mama wayengasakwanisi ukwenza ngathi lalela uJesu usasengofanayo kuwe na wayesenelisa ukuvuma ngekhanda lakhe khona-ke wafika endaweni ayengeke avume ngekhanda lakhe njalo ngathi mama ujesu uyikho konke kuwe khathesi uyakulanda ngomzuzu yonke into kuwe wayengenelisi ukunyikinyeka ngathi mama kule nto eyodwa kuphela wena ngiyabona uyacwayiza amehlo akho nxa ujesu elokhu esitho okufanayo kuwe njengalokhu ayehlala ekwenza ngosuku ngikubhabhathiza emanzini cwayiza amehlo akho ngokuphangisa sibili wacwayiza amehlo akhe futhi inyembezi zisehla phansi njengalokho futhi umoya omncinyane wabuya uthanyelela ekamelweni umama wahamba ekhaya ngabuya ngekhaya ngahamba ekhaya labangcwabi ngathatha impahla o liyazi ukuthi kunjani lenza into efanayo abantwana bonke bekhala oyedwa phansi endaweni eyodwa loyedwa lomunye ngathi umama wayeyinsika esihlanganisayo asisoze sibe ngabafananayo futhi udog lemuli yakhe kuleli gumbi ujese lemuli yakhe kulelo gumbi sangcwaba nje uHoward kungasikude ngathi awu sesihambile bafana ngathi siza asisabuyi sibonane omunye lomunye umama wayeyisibopho sethu ngathi asisoze sibone omunye lomunye hatshi kangako manje ngenyukela ngekhaya ngesikhathi sobusuku emva kokuba sesithethe impahla zakhe ngahamba ngekhaya unkosazana Domiko ngubani omaziyo ovela eChicago ube ngumngane othandekayo omkhankaso wayenginike ibhayibhili uxolo futhi kwakungelinye lalawo mabhayibhili alamabala abomvu lezipha kilo futhi omunye umuntu lapho ngitshumayela leyo ntshumayelo iwundlu lejuba futhi babengithumele amajuba amabili njengomphathi omunye umfowethu umfowethu Norman wayengithumele ijuba elincinyane lewundlu umfowethu Borders wanginika iwundlu ngaphakamisa ibhayibhili umeda wayengale kwelinye ikhona ekhala futhi lani lonke lina madoda babosomabhizinisi lapha liyakwazi lapho ngiseJamaica ngabona umamazala wami ngalitshela etafuleni phandle ngale eJamaica ngathi omunye wabantu bami uyafa ongela amazinyo ngiyababona behamba khona etafuleni uDimos Shakarin labo bonke behlezi lapho amahola ambalwa kusukela leso sikhathi umamazala wami waphosa nje wawa wafa ngesinye isikhathi bona engela mazinyo khona kanye nje ngathi ngibone indoda encinyane ikhafula igazi ngafona ngathi ungamvumeli uBhili kukhona umuntu lapha owayesemhlanganweni weJamaica khonale kuleso sikhathi eJamaica Kingston angiboni yebo kulababili ngakho khona-ke futhi ngathi kumele Bhili ungenyukeli lapho ngabona umfo omncinyane ikhafula igazi futhi kwakungumkhwenyethu wahamba wayelokupha igazi lapho umama wakhe esifa wamngenisa nje ekwethukeni khona-ke ngimile lapha ngalolo suku ngadobha leli bhayibhili ngathi baba angikwazi, mhlawumbe uthando lwakho nje awuzange ungitshengise ehamba. Kodwa ngephukile kakhulu, uNkulunkulu, ungangipha nje amanye amazwi enduduzo avela elizwini lakho na? Ngathi mangibale enye into eyinduduzo eduduzayo kimi. Ngayekela nje iBhayibheli livuleka njengalokho. Nanko kulapho amabala abomvu amakhulu akafanga, kodwa ulele. Futhi ngangena phakathi ekamelweni, saya ukuyalala. Sokuza kuba ngelesificaminwembili nta ukusa okulandelayo. Ngavuka, babeza kumthatha bamlungise ngalapho phose emini. Ngakho sehla phansi futhi sambona umeda waphuma phandle ukuyathatha ukudla kwekuseni kwabantwana. Futhi uJoe omncinyane ekhala, uBecky kwelinye ikhona elokhu ekhala, ngizaphinda ngimbone ugogo na? Ngathi yebo, yebo, uza kumbona, ungaphetheya nje uye endlini ephezulu. Ngathi yena sizambona njalo, futhi wayebathanda labo bantwana abancinyane uyazi. Futhi njalo bonke babekhala, singambona ugogo limini na? Ngathi lingabona umzimba ayephila kuwo. Kodwa ugogo usehambile phezulu ukuya kuba lomunye ugogo wenu, bona phezulu ezulwini. Futhi uJoe wayengakuzwisisi, umfana wami omncinyane liyazi, wayengakuzwisisi nje. Wathi khona-ke ugogo ingaphenduka phansi lobu busuku na? Futhi ngathi hatshi, hatshi, kangikwazi lapho azaphenduka khona. Lapho uJesu esiza uzaphenduka. Futhi ngangimile lapho, futhi ngaphenduka ngangena ekamelweni. Futhi lapho ngikwenza, lingangiceli ukukuchasisa, akulandlela yokukuchasisa. Ngazibona ngimile phandle lapho ngokufanayo, lapho ngikhangelela umbuthano. Futhi ngangikhokhelela izingoma, angikaze ngikwenze lokho, angenelisi ngitsho ukuhlabela lakancinyane. Ngakho futhi kwakulelikhulu inkalakatha lexuku labantu. Kulolu hlangothi isakhiwo sakhangeleka sengathi sasingaphandle, sengathi oh, angikwazi lokho ongakubiza ngakho, sengathi kuphansi koqaqa, futhi kungathi inkundla yemidlalo. Futhi kwakusemuva sibili imizila yanjalo yaze yaphakanyiselwa phezulu njengalokhu. Ngakho leyo yayikude emuva, yayimile ikhangele kulindlela, kodwa yonke iphakathi laphakathi imizila emithathu nje njengalokhu. Futhi khona ngaphakathi kwakunjengemifolo ebuthelelweyo yabancinyane ababulawa yimisipha, abantwana abagogekileyo belele kuleyo mizila. Futhi ngangigqoke isudu emnyama, futhi ngangihlabela, valeten, valeten, lethana kancinyane kuJesu. Siyahlabela lokho ebandleni kancinyane sibili, ikakhulu ekunikeleni abantwana. Futhi kwakule njenge ibhokisi lapha lapho abadumileyo behlala khona. Futhi ipulupiti yayiseduzane lalokho, kodwa ngangiphansi ngihlabelisa ingoma. Futhi khona kanye lapho mina ngimile khonapho ngizikhangele khona-ke. Ungazami ukucabanga ngoba awungeke. Khona-ke lapho ngilapha, khona-ke wabuya lapha, kangikwazi. Okubili kwakho kweza ndawonye, futhi leyo yinto enhle lapho okubili kwakho kuhamba ndawonye. Ngangile kamera phezulu lapho ngisehla phansi, ngangingakwazi ukuthi ngithathe njani umfanekiso. Ngakhangela kuleyonto futhi ndoda, ngangibona izinto ezinhlanu kumbe eziyisithupha ezehlukeneyo. Ngakho ngaqala ukukuqondisa. UBilly wangitshela wathi iqondise, futhi konke kwabuya kwaba kunye. Kungumqondo omuhle ukwenza lokho, liyazi, ubona izinto ngokwahlukileyo lapho uqala ukuqondisa. Futhi usebenzise ilizwi likaNkulunkulu ukuthi uqondise kuye. Futhi lizabona lokho engikhuluma ngakho, kodwa kuqondise kuqala, uyabona. Ngakho ngimile lapho ngikhangele, futhi ngangena kulowo mbono. Futhi ngiphakathi lapho ngananzelela umuntu owazakalayo ephenduka ngemuva kwendawo. Futhi babe ngathi awu, beza ebhokisini labadumileyo. Ngakho babuya behamba phezulu ngalindlela. Futhi ngacabanga, awu, ngizahlabela kanye njalo lapho lelo khosikazi lisiza. Wayegqoke isidala. Manje abanye benu makhosikazi liza kukhumbula lokhu, lapho begqoka uhlobo lweziketi ezinje ngalapha, futhi zehla khonale phansi phezu kwezicathulo ezilentambo. Futhi babelo hlobo olugcweleyo. Kuyini elikubiza lezo zinto njengaleli ikhosikazi elilakho lapha manje na? Leyo bhulawuzi, ibhulawuzi enye yalezo zinto enjengalokho, futhi ile mikhono egcweleyo sibili phakathi kwayo. Liyawakhumbula wona. Futhi kwakhwela kubhoda entanyeni lapha, kulihlobo oluncinyane lwesikopela esincinyane sento eyayingena phakathi lapha. Khona-ke inkalakatha yengwane enkulu ipheqelwe phezulu emaceleni. Futhi amakhosikazi lezo nsuku babelenwele ezinde, ngakho bazidonsela phansi njengalokhu. Futhi bafaka ingwane kukho, futhi bafaka isipenede kikho, liyazi, ukugcina uqondile ngoba kwakufanele bagade ibhiza beseceleni lezinto ngakho leli khosikazi lalisiza futhi wonke umuntu wayelihlonipha ikhosikazi leli futhi ngacabanga awu uzahamba ebhokisini labadumileyo ngakho khona-ke ngathi kanye njalo bonke abakulolu uhlangothi bale 10 manje ngalapha bale 10 khona-ke bonke phakathi laphakathi ndawonye manje lethana bancinyane kujesu ngikukhuluma lokho nje leli khosikazi laselivele selingene ebhokisini ngangibona lapho engena ebhokisini wonke umuntu wasukuma futhi babengathi benza njengalokhu bemnanzelela futhi laye wayebananzelela ngacabanga awu sokuyisikhathi sami sokuthi ngichumayele ngizahamba ukuyabakhulekela abantu abagulayo ngabuya phezulu lapha kupulupithi njengalokhu futhi ibhokisi lalikahle o eduzane njengalumfowethu ohlezi lapha futhi ngachibilika njengalokhu ngacabanga awu manje lelo khosikazi liza ngikhothamela ngakho ngizamnanzelela nje futhi-ke lapho ngichibilika wayesevele wakhothamisa phansi ikhanda lakhe njengalokhu futhi ngabeka ikhanda lami phansi njengalokhu futhi lapho ngiphakamisa ikhanda lami sikhathi sinye ngahlangana laye kwakungumama emutsha emuhle ngamkhangela ngathi mama wathi Billy futhi khona lapho nje umbane waqala ukubaneka lapho esakhiweni imidumo yaduma futhi ukuzamazama kwabuya futhi ilizwi lathi ungesabi ngomama wakho wathi uyindlela efanayo ayeyiyo ngo-1906 futhi ngathi kuyini 1906 futhi umeda wathi yini uhlupho ngawe na umkami ngathi sithandwa 1906 kuyini okwakungo-1906 wathi ngani ngathi umbono ngibone umama emile khona lapha wathi uboneni ngathi ngibone umama wathi sibili Bill ngathi yebo ubemile khona lapha futhi wayemuhle futhi wathi ngathi wayengumfazi omutsha nje ngakho ngahamba futhi ngathatha imbali yemuli endala uyakwazi lokhu ayeyikho ngo-1906 umlobokazi kababa wami yo umnyaka achata ngawo manje useyingxenye yomunye umlobokazi umlobokazi wenkosi uJesu omunye umuntu ovela kwenye indawo wangithumela indililishi ngilayo lapha esikhwameni sami 1906 futhi yena umoya ongcwele lapho esebuyile uzakwembula lezi izinto kini engizikhulumileyo futhi alitshengise izinto ezizayo manje kuyini na uhambo lokuzingela lwalungakha kuphela uyabona olunye lwezihambo ezinhle engake ngazithatha ngisazi ukuthi lokhu kwethuka okukhulu lolo kwakuluthando futhi mfowethu dadewethu nxa yonke leyo eminye imibono ibiqondile ngokupheleleyo okwalokho umoya ongcwele akutshengisileyo kumele kube ngumoya ongcwele ibhayibhili lathi ukuthi nxa kungagcwaliseka khona-ke kwakunguye khona-ke kulithemba bani esilalo ngolunye usuku sizatshiya lindawo siyabuyela emuva ekubeni yindoda entsha lomfazi omutsha singasoze sife futhi kungangcono ngibekwazi lokho kulokuba ngazi ukuthi ngangizakuba ngumongameli womhlaba futhi ngiphile iminyaka eyisigidi ngingangcono ngibekwazi ukuthi ngangisesandleni sikankulunkulu futhi ngiyathokoza ukubakwazi lobu busuku ukuthi ujesu ofanayo owenza leso sitsho esifanayo yena ulapha emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili bona akungeke kubhubhe kulaphakade futhi ungujesu ofanayo nje lobu busuku lowo ayenguye ngosuku enza ngalo lesi sitsho futhi uza kuqinisa lelo lizwi nxa singalikholwa lona liyakukholwa lokho na lapho yena umoya ongcwele esebuyile akasoze akhulume ngokwakhe kodwa uzathatha izinto lezo ezingezami lelo yilizwi futhi uzalitshengisa zona futhi-ke njalo uzalitshengisa izinto ezizayo ebhukwini lamahebheru isahluko 4 ibhayibhili lathi ilizwi likankulunkulu libukhali manje ngubani owayeyilizwi na ujesu ekuqaleni kwakukhona ilizwi futhi ilizwi lalilonkulunkulu futhi ilizwi lalingunkulunkulu ilizwi lenziwa laba yinyama ukuhlala ilizwi likaNkulunkulu libukhali kulenkemba esikanqa zombili liyahlaba lize lehlukanise futhi lasemkantshweni wethambo njalo umdaluli wemicabango enhlizweni.
That's our God. We're not lost.
Lo uNkulunkulu wethu asilahlekanga bangani, silokhu sisemuseni kaNkulunkulu. Ngizwa ukukhuluma ngolutho futhi ngikhulume ngokwenkathi edlulileyo, futhi njengoba ngithilo ubusuku obedluleyo, njengalabo bafundi bezama ukuphila ngomhlangano lo ababelawo wayizolo, bekhangelele omunye kodwa bakhohlwa yena umdali womoya lamagagasi wayelele phakathi komkhumbi. UNkulunkulu lo owayephezulu lapho kulezo zintaba ukubeka lelo bheri elilomhlubulo wesiliva eliyimpunga njengokwelizwi lakhe lelo elilele lapho esibuyeni okobufakazi. Manje nxa lifisa ukubhalela leyo ndoda, bhala nje Bud Southwick, Southwick, Bud Southwick, Fort St John, British Columbia, futhi nje limvumele alibhalele incwadi ayibuyisele kini. Futhi kanje nxa uthatha uhambo lokuyazingela kule ndoda enhle yokuhamba balayo. Manje nanzelela usekhulume lokho phakathi kwabo bonke abazingeli labo phezulu laphansi kulowo mgwaqo. Ngaze ngakholwa ngizakuba nomhlangano oqotho isikhathi esilandelayo ngisiya phezulu le labaholi nje. Yebo, ukubona lezo zinto zisenzakala nje ngendlela ezenza ngayo kwakungumnyaka odluleyo. Lo yilumnyaka khona manje lo Jesu ofanayo owenza leso sithembiso wathi ngangisoze ngikuthiye kumbe ngikulahle. Ngiza kuba lawe kokuphela kuze kube sekupheleni komhlaba. Liyakukholwa lokho na?
With such evidences, with such truth, vindicated, positive truth.
Kanye lobufakazi obunjalo, kanye leqiniso elinjalo eliqinisiweyo, iqiniso eliqotho, singezwa kanjani ngenye indlela ukwedlula nje esingathanda ukwedlula kulolo phahla sihlwithwe?
Have we let the things of the world
sivumele izinto zomhlaba zasifiphaza ngendlela enjalo lapho sibona izinto eziqhakatheke kangaka eziqondileyo zifakazwa ukuba liqiniso?
Now each sick person in here,
manje umuntu ngamunye ogulayo phakathi lapha, nxa ungakholwa kuphela lo ofanayo owenza leso sithembiso futhi ngalo ofanayo owasusa leso sithuthwane kulowo mfana leyo ndoda, unguNkulunkulu ofanayo khona lapha khathesi. Nxa ngingakususa kuwe ngingakwenza, kodwa angeke ngikwenze. Usevele wakuhlawulela lokho, futhi into kuphela okumele uyenze ikukukholwa. Aluba umfana wayengabe wawela esithuthwaneni futhi umfazi omncinyane wathi, manje leyo yembe ilani lakho, lokho kwakungasoze kusebenze kuloba ngubani omunye, bona kuye nje ngoba kuthunyelwe kuye. Unamani wacwila emfuleni kasikhombisa, kodwa omunye umuntu ecwila mhlawumbe wayengeke asile kubulephero bakhe, bona. Kodwa nanzelela yilokho akuthoyo okuliqiniso eliqinisiweyo, iqiniso elipheleleyo. Manje isikhathi sesiphela ukubizela ngitsho umzila wokukhulekela. Asimiseni nje lokho okomzuzu. Kasicabangeni nje yikho lokho uNkulunkulu akuthembisayo na? Lo kuza kuba umoya ongcwele oqotho ongenza lokho kunjalo na? Awu, ngubani ongatsho ukuthi wayengasimoya ongcwele na? Wayenguye. Mina lobaba wami simunye umoya ongcwele, wayengubaba wakhe. Uza kuzala leyo nto engcwele akukhulelweyo phakathi kwakhe ngokukamoya ongcwele. Ngakho umoya ongcwele loNkulunkulu ngumoya ofanayo futhi wawuphakathi kwakhe. Futhi khangela lokho akwenzayo lapho umfazi ethinta isambatho sakhe, lapho ekhangela phandle kumbuthano futhi wabona imicabango yabo. Alitsho yini ilizwi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu libukhali kule nkemba esikanqa zombili, umdaluli wemicabango yenhliziyo? Akathembisi yini kuJohane ongcwele 12 kumbe uJohane ongcwele 14:12 ukuthi lo okholwa kini imisebenzi engiyenzayo laye uzayenza? Kumbe sokwake kwehluleka yini ngaphandle kokuba liqiniso na? Khona-ke uNkulunkulu ulapha, ulapha ukwenza wonke umuntu phakathi lapha asile, ulapha ukusindisa wonke umphefumulo olahlekileyo. Futhi ngingakenzi ukubizela ku-altari lapho ngisizwa ngikhokhelwa ukukwenza, bona ukwenza lokhu kubizela ku-altari asibizeleni kuye. Bangaki abenu abazachiya kumbe bathi ngani ngeneliza mhlawumbe abemzini lapha bathi angikaze ngibone omunye waleyo mihlangano ngizwe abantu bekhuluma ngalezi zinto kodwa kangikaze ngikubone sibili ungakuthaza inhliziyo yami ngani ngabona ubuqotho bobukhona bukaKristu busiza phakathi kwabantu futhi enze leyo nto efanayo ayenzayo ungakukhuthaza na.
Every eye closed.
Asikhothamiseni amakhanda ethu ilizwi. Lonke ilihlo livaliwe. Manje makuthi umoya olandela ilizwi. Manje baba ngilakho ngobungcono bokwazi ukuthi kwenziwe njani. Uyayazi inhliziyo yami. Ngisazi ukuthi laba abantu bayahlupheka ngaphansi kwalokhu kuchisa.
They're crowded in standing.
Futhi lokuthi baminyezelene phakathi bemile kodwa bebebekezela sibili ngiyabona kwakulihlobo lunye lwexuku elifanayo elama okhunjini lolosuku futhi bakuzwa ukhuluma uphakathi komkhumbi futhi ke wabatshela ngenani enzikini futhi lehlise phansi imbule ukuze lidonze hathi ukubona nxa kulokunye lapha zazikhona. Futhi lokuthi kanjani lawo mazwi azakalayo alo mpostoli wathi Nkosi sibhode ngembule ubusuku bonke futhi kasibambanga lutho kodwa kungasenani ngokutsho kwelizwi lakho siza kuphosela phansi imbule. Futhi lapho belalela ilizwi lakho babamba ixuku lezinhlanzi kwaze kwathi amambule abo aqala ukudabuka. Nkosi Jesu kungela kuthandabuza ukuthi abafazi abaningi bachiye ukugezisa kwabo lokhu kuza amadoda amaningi achiye amasimo abo ezilimweni abagoli benhlanzi bachiye amambule abo ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Nkosi Jesu nxa wawulapha esimweni senyama kulobu busuku kuyathandabuzeka sibili ukuthi okudlula lokhu okubutheneyo kungabuthana kodwa abantu laba bayakholwa ukuthi awufanga ukuthi wavuka kwabafileyo futhi ubonakalisa ilizwi lakho futhi uligcine ilizwi lakho ilizwi engibabalele lona emibhalweni engcwele lobu busuku futhi njengenkosi yethu ngesinye isikhathi yanikezwa iBhayibheli kumbe umqulu futhi wabala futhi wahlala phansi futhi wathi lamuhla lumbhalo ugcwalisekile.
Let it happen again, Lord.
Makwenzakale njalo, Nkosi. Makwenzakale njalo ukuthi lona lolu usuku. Bona lobu ubusuku ukuthi umbhalo engiwubalayo ungagcwaliseka. Futhi sonke besifundisa iviki yonke ukuthi lokho bakuza kuba yinto uqobo eyayizafakazela isikhathi sokugcina. Futhi ke inhliziyo zethu zizahamba zithokoza. Kungaba labaningi lapha, Nkosi. Labo okhuluma kibo sisize lobu busuku ukwazi ilizwi lakho liqinisiwe ukuba liqiniso siphe khona baba. Futhi lapho silamakhanda ethu ekhotheni okwendlela nje yokuhlola ukuzithulisa ekuchumayeleni.
How many of you in here that
bangaki abeni phakathi lapha abangasoma Kristu azelwe kutsha sibili.
Now you may go to church.
Manje ungahamba ebandleni kodwa lokho akusiko engikubuzayo. Uyi nga ungasuye emKristu ozelwe kutsha kodwa uyakholwa ukuthi kulo Jesu ophilayo. Umoya ongcwele oqotho futhi ungathanda ukukhunjulwa kuye manje. Ingathi nje lapho ikhanda lonke likhothene manje lamehlo evaliwe. Phakamisa nje isandla sakho kuye.
Lord, remember me. God bless you.
Nkosi, ngikhumbule. UNkulunkulu akubusise. UNkulunkulu akubusise wena. Wena. UNkulunkulu akubusise. UNkulunkulu akubusise. Lokho kuhle sibili. Bakhona abanye na?
Now, we are not very many.
Manje asikho baningi kangako ngamanani. Kodwa liyakwazi umhlaba odinga izinto ezinkulu. Lamanani amakhulu. Njengoba sikhulumile izolo ntambama. Wakungelincinyane kuphela ilizwi elithuleyo elakhanga umprofeti ukubuya phambili lobuso bakhe bumboziwe. Manje wena oba lokukholwa kuNkulunkulu mfowethu dadewethu oba lokholo kuNkulunkulu futhi nxa ethu enkulu inkosi uJesu elomusa ingabuya lapho leli lizwi lihlezi lapha ilizwi lakhe uqobo livulekile futhi afakaze kini ukuthi lumoya ongcwele engikhuluma ngawo uliqiniso. Ungabe udidekile izikhathi eziningi ngezinto eziningi, kodwa kutshengisa kuphela ukuthi kukhona ukuqotho kwenye indawo. Futhi lapho ekwenza lokho, ngifuna lina eliphakamise izandla zenu ukuthi libuye lingibone okwesikhatshana nje. Manje lingaphakamisa amakhanda enu. Nkosi Jesu, thatha inkonzo ezandleni zakho manje, ngiyinceku yakho, futhi konke ukutshumayela ilizwi elilodwa nje elivela kuwe lingatsho okuningi ukwedlula konke esingakutsho esikhathini sokuphila. Ilizwi elilodwa nje siphe khona manje Baba, lapho nginikela lokhu lobo bufakazi, uyakwazi kuliqiniso Baba, wawunguwe owabunikayo futhi abukaze behluleke. Siphe khona ebizweni lika Jesu, amen. Manje bangaki abantu phakathi lapha abangela makhadi okukhulekelwa abagulayo na? Phakamisani izandla zenu yonke indawo esakhiweni abangela makhadi okukhulekelwa labagulayo. Ukulungile, futhi labo abalamakhadi okukhulekelwa phakamisa isandla sakho kuphose kufanani, futhi bonke bahlangene. Manje ukukhangela phezu kombuthano kuqala ukuthembeka phambi kukaNkulunkulu laphambi kwelina. Ngiyakwazi ukuthi ngikhangele lapha ukuthi abanye abangane bami abahlezi kuleli khona lapha, umfowethu Noel eyakhe lodadewethu Jones, lomfowethu Outlaw, indodana yami, abazalwane laba lapha, lomfowethu Mo. Angimazi lomfowethu, kodwa ngambona emihlanganweni izikhathi ezilutshwana ezedluleyo. Angenelisi ukuqamba ibizo lalumzalwane laye, kodwa ngimazi nje ngobuso bakhe, udadewethu khona lapha, udadewethu Williams, udadewethu Charity ehlezi ekhoneni khonale emuva ngemuva. Abanye abantu abavela eTabanekeli eJeffersonville ohlezi lapha ngumngane wami omdala olibhuku oleminyaka engamashumi ayisificamunwemunye ubudala, ovela e-Ohio ochayela adabule ilizwe lonke uthi ngiya e-Afrika, uthi yena nomkakhe omuhle bacela uba bengahamba lami e-Afrika. Wathi sizabhadala iminyaka engamashumi ayisificamunwemunye ubudala, umzalwane waseGermany engazi inkosi. Lapho ngichumayela ngobunye ubusuku, wangena lempahla zakhe ezinhle ukubhabhathizwa iminyaka engamashumi ayisificamunwemunye ubudala. Ngaphandle kwe ngiyakholwa, oh, lo umfowethu Waldrop, lo dadewethu Waldrop behlezi lapho manje. Lokho kuphose kube yikho, futhi umfowethu Borders manje yikho okungaba yikho. Manje ngibiza amabizo abo. Manje nxa lina elingaziyo njengalokho lingakhuleki, bona ngikhulekeleni bona. Kodwa ngifuna lina elingangaziyo futhi lisazi ukuthi kangilazi, ngifuna ukuthi lithi enhliziyweni yenu, Nkosi Jesu, ngizwile lokhu kukhulunywa ngakho. Ngiyengizwela umtshumayeli lobu busuku ebala lokhu eBhayibhilini. Ngizwile lobo bufakazi futhi ngezwa okufanayo. Liyazi okwezikhathi ezehlukeneyo lokhu kusenzakala. Singabe sesiseduze kangaka lasekuqineni, Nkosi? Singabe sesiseduze kangaka na? Kumbula lapho leso sibonakaliso sisenziwa eSodoma, idolobho elatshayo uJesu wakhuluma ngalo wathi, njengoba kwakunjalo leso kwakuyisibonakaliso sokugcina abasamukelayo idolobho lingakabhidlizwa. Futhi uJesu wathi lokho kuza kuphinda njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu. Manje uyakwazi ukuthi lokho kunjalo, ukuthi kanjani? UNkulunkulu, uNkulunkulu esenyameni. Bangaki abakholwa ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu owakhuluma kuAbrahama? Yebo, awu, iBhayibheli lithi Elohim. Ngakho lokho ngumdali omkhulu wamazulu lomhlaba, lowo oweneleyo wayenguye. Kuyini ayekutshengisa? Wayesemzimbeni womuntu, wema lapho futhi wadla inyama yethole, futhi wanatha uchago lwenkomo, futhi-ke wasenyamalala wangabonakali. Ngiza kuvakatshela ngokwesikhathi engakuthembisa sona. Bona, wambiza ngebizo lakhe, futhi lomhlane wakhe ufulathele wathi, ungaphi uSara? Wathi, usethenteni ngemuva kwakho. Wathi, ngiza kuvakatshela ngokwesikhathi sempilo. Futhi uSara wathi, emuva ethenteni. Wathi, kungani uSara ehlekile? Kumbula, iBhayibheli lathi, wayesethenteni ngemuva kwakhe. Wathi, kungani uSara ehlekile? USara wathi, angizange. Wathi, yebo, uhlekile. Bona, kunjalo indoda emelapho uNkulunkulu ezifanekisa enyameni yomuntu. UJesu wathi kuza kuba yinto efanayo ekubuyeni kwendodana yomuntu. uNkulunkulu esebandleni lakhe, wena mina ezifanekisa manje kwakulomfazi omnyane. Lapho uNkulunkulu ekuKristu wayenomoya ngokugcweleyo, wayenguNkulunkulu, ngingomunye wezinceku zakhe, futhi ngomunye wezinceku zakhe. Silo lomoya ngesilinganiso, wayelawo kungela silinganiso. Ukuye kwakuhlala ukugcwala konke ngokomzimba kobuNkulunkulu. Kimi isipho esincinyane nje, lakuwe isipho sakhe. Kodwa kungenani lokuthi sincinyane okunganani, kungumoya ofanayo. Manje ngalo kungumoya kaNkulunkulu uzakwenza imisebenzi kaNkulunkulu. Manje wena kuleka futhi uthi, Nkosi Jesu, umfazi omncinyane ngesinye isikhathi wathinta isambatho sakhe, futhi sithi ngalapha kuTestamente elitsha, wathi kumaHebheru, wathi ungumpristi omkhulu khona manje olokuzwelana lobuthakathaka bethu. Bangaki abaziyo ukuthi lelo liBhayibhili? Othini ameni? Qiniso, awu, lokho kumele kube liqiniso. Awu, nxa engofanayo izolo lamuhla lanini nini, ungakuphendula njani na okufanayo lakwenzayo izolo nxa engofanayo lamuhla? Manje khuleka futhi uthi, Nkosi Jesu, mangithinte isembatho sakho, futhi-ke unike umfowethu Branham isipho esincinyane ukusikhuthaza. Futhi akangazi, ngihlezi emuva lapha langapha, laphansi lapha, futhi laloba ngaphi engihlezi khona. Akangazi, kodwa uyangazi, futhi mangibone umoya wakho omkhulu, Nkosi. Hathi njengalokho okufanele ngikwenze, kodwa nje ukungisiza nokungikhuthaza labanye babo bonke, ngoba sesibale ilizwi, mangithinte isembatho sakho, khona-ke ungiphendule, mangisetshenziswe lobu busuku, Nkosi, okwaleyo njongo. Kuzatshengisa umbuthano wonke ukuthi usaphila. Lokho kungamangalisa nxa engakwenza lokho. Manje wena nje khuleka wena ngokwakho uthule, uthi, Nkosi, ngivumele ngithinte isembatho sakho, futhi ngizazinikela emoyeni. Futhi-ke makuthi umoya ongcwele enze okunye konke, ngoba manje ngikhulumile ngafakaza, kodwa angeke ngenze okunengi manje. Ngisekucineni komgwaqo wami. Ngiyakhangela nje umbuthano ukubona nxa ngimele ngikubone. Uyazi, liyakuzwisisa lokho. Ngemuva kwesokhohlo sami, khonale ngemuva, phose phakathi laphakathi emuva kwesakhiwo, ngumfazi okhulekayo. Ulungiselela ukufa nxa uNkulunkulu engamsizi. Ule mvukuzane, futhi imvukuzane isebeleni lakhe. Oh, makangakweqi. Ngisize, oh Nkosi. Dadewethu, nxa ungakholwa, oh minabo, uzakweqa. Nkosi Jesu, sisize, siyakhuleka.
Mary, May. There you are.
Mary May, nankoke, singabe singazani na? Kangikwazi, kawungazi. Bekuyizo lezo izimo na? Futhi kuyini? Kuyinto yonke eyakhulunywayo, yayiliqiniso. Khona-ke, kholwa, kuzaphela. Ameni. Manje kusukela ekumnyameni obukade kuphezu kwakhe, sekukhanya. Kuqiniseke njengalowo mfana isithuthwane sahlala khatshana laye, uNkulunkulu ofanayo, lo owayephezulu ngale emaguswini asenyakatho, nguNkulunkulu ofanayo lapha. Qhubeka nje ukholwa. Ameni. Nxa ungakholwa, nanku kulapha kuphezu komfazi ohlezi lapha phambi kwami, kulenye into embi emhlane wakhe. Uphume idiski emhlane wakhe. Yena akaveli lapha, uvela eMontana. Ibizo lakhe nguNkosazana Stubbs.
Stand up. receive your healing in the name of Jesus Christ.
Sukuma, yamukela ukusila kwakho ebizweni lika Jesu Kristu. Akudingi ukuba ucindezele. Hlaliseka.
A big fellow sitting here looking at me doing like that. Believe.
Indoda enkulu ehlezi lapha ikhangele kimi isenza njengalokho. Kholwa uzasila.
Got nervous trouble. Do you believe it?
Ulohlupho lokwethuka. Nga ukukholwa uNkulunkulu uza kuphilisa.
Lady of female trouble. Believe it and you can get well. Go back home.
Ikhosikazi elilohlupho lwabesifazana. Ukholwe futhi ungasila. Buyela ngekhaya futhi ube lokholo kuNkulunkulu.
What I say, go back home. You have to go back to New Mexico.
Ungani ngithe buyela ngekhaya. Kumele ubuyele eNew Mexico. Ukufika lapho nomzana lenkosazana Watkins manje liyazi. Ngangilazi. Amen. Inkosikazi ngemuva kwakho laleso silonda onyaweni. Nkosazana Brown, ungakholwa ukuba uNkulunkulu uza kusilisa. Ukhangeleka ulokuthakazelela. Manje uyazi angikaze ngikubone empilweni yami.
On the left leg, now you believe with all your heart, you'll get well.
Onyaweni lokhohlo, manje wena, kholwa ngenhliziyo yakho yonke, uzasila. Ikhosikazi lizama kuhamba, futhi ulomkhuhlane wamathambo, uyambopha kabi. Nkosazana, Faith, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke, futhi uzasila. Manje liyazi angikaze ngikubone empilweni yami, lokho oh. Amen, yebo. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke manje. Manje. Kuyini aza kwenza na? Uzathatha izinto engilitshele zona, futhi alitshengise zona. Futhi ke uzalitshengisa izinto ezizayo. Liyabona lokho engikutshoyo na? Liyamkholwa na? Manje kasikhothamiseni amakhanda ethu njalo. Manje wena owaziyo ukuthi nga ungedlula kulimpilo lokubusuku, ukuthi uzakuba akusoze kube uzakube usuhambile, awuzalwanga kutsha. Ngaphandle umuntu azalwe kutsha, angeke awubone umbuso. Kungani ungabuyi khona lapha? Mana lapha, futhi masikukhulekele khona lapha ngomzuzu nje. Ungabuya khona manje, ebukhoneni balo umoya na. Ngawusoze ubone loba yini okukhulu kusenzakala, uze ubone ukubuya kwenkosi. Manje khumbula nje. Sibili ngiyakwazi lokhu engikhuluma ngakho. Kungenjalo, ube ngasoze aphe inkonzo. Ungakuvumeli kukwedlule manje. Uqinisekile na? Ungabuya na? Nxa ungeke khonake phakathi kwakho loNkulunkulu kubekiwe. Angilacala. Ngihlanzekile kulolonke igazi. Ngoba ngilitshele iqiniso. Ngilitshumayeze ilizwi. Ngilitshelile lokho ayeyikho. Futhi yena lapho esiza wafakaza lokho ayeyikho leso sikhathi. Futhi uyangivumela ngifakaze lokho ayikho manje. Yena ungofanayo njengalokhu ayeyikho leso sikhathi. Uyakukholwa na? Khonake bangaki abagulayo phakathi lapha ke? Abanye balapha abagulayo na? Phakamisani izandla zenu. Manje bekani izandla zenu phezu komunye lomunye futhi masikukhulekele umkhuleko wokholo. Manje ngifuna ukulibuza enye into ngokuthula. Nxa uNkulunkulu, engabuya futhi enze leso simanga. Isimanga yinto engeke ichasiswe. Manje nxa ufisa ukubuza loba nguphi walaba bantu ngalapha, hambani liye babuza loba siphi isikhathi saloba ngaphi. Bona, kumbula nje, kunguNkulunkulu, lokhu lapha kuyimibono emincane. Ngubani, ngubani, kuyini okwenza lokho na? Kunguwe, ngokwakho, yini elenza lokho? Uyabona, lapho lo mfazi ethinta isembatho sakhe, wathi, amandla aphuma phakathi kwami, kodwa lapho ubaba emtshengisa ngoLazaro, futhi wahamba, futhi waphenduka, futhi wavusa uLazaro kwabafileyo, akazange athi amandla, lo kwakunguNkulunkulu esebenzisa isipho sakhe, uqobo, futhi omunye kwakungumfazi esebenzisa isipho sikaNkulunkulu. Ngangiso sipho sikaNkulunkulu. UJesu Kristu yisipho sikaNkulunkulu. Yisipho nje leso angipha sona. Ukuthi ngazalwa ngaleyo ndlela. Kanye lonembeza futhi lesazela. Isazela sakuqala. Khona ndawonye. Awuhambi uyalala. Uyakubona nje. Umoya ongcwele ubuya phezu konembeza njengalokho okuwenzayo kusazela sakuqala. Nxa kubuya kunembeza wakho, uzakuba lephupho likamoya. kubuya phezu kwesami, angiphuphi. Ngiyakhangela nje lapho futhi ngikubone. Bona, futhi siyazalwa. Awungeke uzenze ulutho olwahlukileyo. Uzelwe ngaleyo ndlela. Bona, izipho nokubizwa akula kuphenduka. Kuyini okuzakwenza na? Ukubonakalisa uJesu Kristu ungofanayo izolo lamuhla lanini nini. Izandla zenu zibekwe phezu komunye lomunye. Ngiyathemba ukuthi uzabeka inhliziyo yakho ekunakekeleni kukaNkulunkulu khona manje. Nkosi, ihlole. Ngabe sengibe ngothundubeleyo kangaka ngezinto zomhlaba ukuthi ngiyehluleka ukubona leli hola elikhulu eledlulayo na. Uyazi yiyo indlela okuhlezi kuyiyo. Wadlula ebandleni futhi abazange babekwazi. Leyo yimbali. Lingayekeli isedlula bangane ukubona ilizwi lifakazelwe njalo njalo ukubona ilizwi likaNkulunkulu libonakaliswa futhi yena uqobo ubuntu bukaJesu Kristu bungena khona phakathi kwalaba bantu futhi wenza khona kanye indlela enza ngayo ngaphambili. Baba osezulwini, ngiyezwa manje Nkosi ukuthi ilizwi lakho labalwa ubufakazi banikwa. Umoya ongcwele wehla phansi futhi waqinisa lelo lizwi lobufakazi. Manje sekusezandleni zabantu Nkosi, uhlezi ethangazini labo. Akula okunye lokho engikwaziyo okokutsho futhi kangazi olunye ulutho olubhalileyo elizwini lolo ongalwenza, ngoba usivele wabasilisa. Ikubenza nje bakukholwe futhi usenza into enjengaleyi. Futhi singathanda kuza njani njalo na? Singavumela njani uSathane athundubaze isazela sethu futhi na? Sathane, imemezela lokhu kusiliswa phezu kwalaba bantu futhi ngithi kuwe, ngiyakulaya wena ebizweni leNkosi uJesu Kristu, uma lapha uma ebizweni likaJesu Kristu futhi uyekele laba abantu bahambe. Manje nxa umkholwa, sukuma ume ngezinyawo zakho. Uyakholwa na? Phakama ngezinyawo zakho ke futhi uphe uNkulunkulu udumo. Sukuma futhi ukukholwe, ungabe usakuthandabuza futhi. Ebizweni likaJesu Kristu, umoya ongcwele makalethe intokozo, amandla, uvuko, impilo ebantwini laba Nkosi. Nikeni udumo manje futhi libusise ibizwe lakhe elingcwele. Siyamthanda, siyamdumisa, siyamkhonza ongela kulinganiswa, lowo olaphakade, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Ebizweni lakhe mamukeleni ulapha. Ameni.